As usual, hour too late.
Ninja lungo kuvamileyo ngiphuze ihola kumbe amabili. Umalusi wasukuma wathi manje ngifuna ukwazisa kini lonke umoye umnumzana Branham. Ah, ngilezinto eziningi zokwenza ngakho ngiyaphuza nje kanye ngesikhatshana kodwa lesi sikhathi bengingela kukwenqabela kwakungenxa yomkhathi owakwenzayo lesi isikhathi. Ngingakubeka emkhathini futhi ngiphunyuke. Ngenze okukwedlulisela phambili mfowethu Rose kancinyane nje ukusa okuhle dade Rose futhi ngiyathokoza ukuba lalokhu kusa lapha. Umfowethu Rose lo dade Rose lo mfowethu Charity labazalwane abaningi linabantu abahle phandle lapho. Ngizwa lokho omunye umuntu uyangitshela lapho lisina ePhoenix wonke umuntu uhlala nje embhedeni. Inguquko enjalo uyazi ezinye zalezi nsuku ngizathola ukudla okungelambhadalo bangitshela ukuthi ungaba lokudla kwamahhala nsuku zonke ilanga lingakhanyi. Ngiza kukhangela lamuhla ngibenze bakubhadale lokho. Bengikhuluma izolo ebusuku phandle kwelinye ibandla kangilikhumbuli sibili ibizo lalo futhi ke saba lesikhathi esimangalisayo izolo ebusuku phandle enkonzweni futhi ngale komfowethu Outlaw futhi laphezulu eThembe futhi nje sisiba lesikhathi esihle kulobo ubudlelwano futhi ngikhangelele ukuhlangana labo bonke abafowethu abangabachumayeli emhlanganweni omkhulu. Ngakho siza kuba lesikhathi sokugwejisa ngalapho mfowethu Rose futhi sikhulume komunye lomunye futhi yikho lokho engikulandileyo ikuba lobudlelwano futhi sasi sikhangele phezu kohlelo lwethu futhi sithola indawo eziningi. Kodwa ngicabange ukuthi leli kube lithuba elihle kakhulu ngoba kumele ngihlangane labehlukileyo ukwenelisa ukubabona futhi ngisedlula ngalapho. Kwezinye izikhathi ekuchumayeleni wonke umchumayeli akazwisiswa ngenye indlela kumbe okunye. Izikhathi eziningi abantu bathatha olunye ulutho olutshoyo futhi nje bangathi baya kuyeyamela kancinyane kubo ngakho baza kukhuluma ngaleyo ndlela futhi ke olandelayo uyakuthola kuyeyamela kancinyane kakhulu into yokuqala uyazi kuphumile ngempela endleleni. Ngakho thina izikhathi eziningi ekuchumayeleni ngingathi ngiphahlaza izinhlanganiso zamasonto lenhlanganiso lezinto. Kwesinye isikhathi abantu bathi khona-ke mfowethu Branham uphikisana lenhlanganiso. Lokho kayisikho, kangiphikisani lenhlanganiso. Kodwa kunjalo izikhathi eziningi ukuthi abantu nje bathembele kuleyo nhlanganiso uyabona futhi bebeka amathemba abo phezu kwalokho kulokubeka phezu kukaKristu. Bafuna ukubona ukuthi ngamalunga amangaki abengenelisa ukuwangenisa kuleyo nhlanganiso. Manje lokho kuhle sibili ngingi lokho kulungile. Ngicabanga ukuthi yonke inhlanganiso kumele ithole lonke ilunga engalithola. Lokho kuhle sibili. Kodwa lapho ubuya ekuthatheni abangaphendukanga futhi ubeke okuningi kulokho kulalokho okwenzayo phezu kokuqonqosela ngomoya ongcwele njengomfowethu Rose ubekhuluma lapha isikhatshana esedluleyo. Lezinto khona-ke uthola abantu becabanga singena kulokho futhi singena kulokho emva kwakho konke sonke singaba kaNkulunkulu bona. Manje nxa ngibone indoda isehla phansi emfuleni esikepeni futhi ngihlala ngasemfuleni e-Indiana umfula Ohio futhi ngilapho ngasempophoma kuyindawo embi kakhulu lezo mpophoma ngoba ziyakuphahlaza khona manje. Nxa ungake uhambe kulezo mpophoma akulasikepe esingahamba kiyo ngoba kunjalo phose kungaba ngamafidi angamachumi amane kumbe amachumi amahlanu kusehla kuwela phansi futhi ke ukubhubhudla okukhulu kuyabuya ngangaphansi lokho okutshayelela edwaleni idwala laphansi lapho futhi ngicabanga amagagasi amhlophe ayampompoza ngaphansi kwempophoma engamafidi angamachumi amane ukuya phezulu bona lapho achaya khona phansi ayaphaphela phezulu njalo futhi ke ahambe nje ethululeka njengalokho futhi ehlele phansi ekugelezeni okukhulu komjaho okuphosa kube ngamafidi angamachumi ayisithupha kumbe amachumi ayizikhombisa ukutshona futhi phakathi lapho ngumsinga osivunguza ngalapho lindlela futhi uwalethe phandle futhi ahambe phansi ngasodongeni. Akula nje enye indlela yokuphepha ngayo uyabona. Indoda yasuka lapha isikhathi esedluleyo igqoke ijazi lokungagaluli babona into kuphela lapho isiwa njengalokho loba lelo jazi lokungagaluli lokho kugeleza okwesabekayo nje kwamthatha kwamcwilisa futhi abazange ngitsho bamfumane abazange bakwazi okwenzakalayo ngaye walengaphezu kwamadwala kumbe emphethweni phansi phakathi lapho mhlawumbe imayila kumbe amabili ngalapho njengalokho futhi kungela ndlela yokuphepha futhi nxa ngibona omunye ehamba esehla phansi emfuleni esikepeni esidala esincinyane ehlezi lapho ebala eqhubeka futhi ngiqale ukumemezela kuye uma esikepeni leso sikepe asisoze senelise ukwedlula kulawo magagasi amanzi. Manje akusikho ukuthi ngilolutho lokuphikisana laleyo ndoda loba kufanele ngimkhalimele futhi ngikhulume kalukhuni kuye. Akusikho ukuthi ngilolutho lokuphikisana le ndoda. Ngiyayithanda indoda kodwa ngiyazi uza kuphahlazeka. Yiso isizathu ngimemezela kuye ngoba yena kungenxa yokuthi ngiyamthanda. Yisizathu ngimemeza nxa ngingazange ngibe le ndaba bengiza kuthi awu kuhle osusiwe qhubeka bona nganganye ngelandaba layo kodwa isizathu ngikhuluma izinto lezi kungenxa yokuthi ngiyachiseka ngebandla ngiyachiseka ngebandla likaNkulunkulu futhi ngiyazonda ukulibona nje lisiba lomqondo wenhlanganiso futhi ngiyazi leyo njayelo iyo indlela ibandla lonke elihambe ngayo emadwaleni khona njengalokho kusehla ngenjayelo yenhlanganiso cabanga njengemvuselelo esikhathini samaLutheran khangela lapho eyaya khona futhi masinyane lapho ichaya lokho ayiphindi ivuke njalo amaLutheran awaphindanga aphenduka khangelani amaMethodist kaWesley awaphindanga aphenduka khangelani iPilgrim Holiness amaNazarene bonke babo amaBaptist amaPresbyterian balemvuselelo futhi ke omunye umuntu waphakami ngamandla kaNkulunkulu phezu kwakhe aqale ingqubo kamoya khona-ke masinyane lapho indoda isihambile khona-ke bahlela inhlanganiso kulokho njengemudi Bible Institute indawo enhle kodwa kayisoze ibe njengalokho umudi ayelakho bona futhi le zinto umudi ayizimela zingamamayila ayisigidi khatshana lakho ngakho nanko-ke futhi manje konke kungokwenhlakanipho lapho umudi wayelakho ngokomoya liyabona futhi-ke uyafumana ukuthi kulezo zinto manje lapho ngiqala futhi ngibuya lapha ePhoenix iminyaka edluleyo engqubeni yePentecostali ngaba lethuba okuqala inhlanganiso ngokwami abazalwane beLutheran babuya kimi bathi lokhu yikho kasiqaleni ngani siza kube sibakhulu kulabanye bonke ngathi sihawu akusikho lokho akusiyo into bazalwane ungamamayila ayizigidi khatshana lasemgaqweni uNkulunkulu akasoze akubusise vala imbali yakho vala iBhayibhili kakusoze kube lenye inhlanganiso ezaphuma kuyo evela kulokhu kunjalo lokhu kuzahlela futhi kungene kusesimweni selawodikeya manje kodwa ngiza kutshela mfowethu akusela nhlanganiso ezibusiswe nguNkulunkulu ezizaphakama akusoze kube lento yalokhu sisekubuyeni kwenkosi bona futhi uNkulunkulu uzathatha insali kule ingqubo kamanyano eyenzakalayo manje okomlobokazi kodwa akusoze kube lolutho oluzahlelwa ngokukamoya futhi bona kuphelile lapho ngibona abazalwane bami abazalwane abaligugu beyameleleyo ndlela khona-ke ngiyakuthululela ngakho konke engilakho futhi kwezinye izikhathi abazalwane bathi awu umfowethu Branham uphikisana lathi thina si lokho kubi mina bo leyo yinto ekhatshana kakhulu le ngqondo yami ikuphikisana lomunye ngingowenu ngingumfowenu bona futhi ngizama ubungcono bami futhi yiso isizathu ngingazange ngijoyine loba yiphi inhlanganiso ethile ukuze ngime phakathi laphakathi futhi ngithi mfowethu ungakwenzi kayisiyo indlela bathi singabe assemblies lokho kuyamangalisa iassemblies of God iyisibusiso esikhulu kimi siyi-four square awu khangela ukuthi babe yisibusiso esinjani kimi siyi-Jesus name khangela ukuthi babe yisibusiso esinjani thina yithi singabanye loba yini bonke bayizibusiso bangabantu bakankulunkulu bona futhi abantu bakankulunkulu baphakathi kwakho konke futhi lapho sifika ekuzihlanganiseni sisithi singcono nje kancinyane lapha kule bandla likankulunkulu uyabona kumbe singcono kancinyane kule four square kumbe i-Jesus name kumbe enye into enjengalokho lapho nje singehlukana kancinyane ngemiqondo sonke sihambe ekudleni kwantambama lamuhla sonke singathatha iphayi ezehlukeneyo kodwa sidla iphayi nje ngokufanayo uyabona yiwo umqondo ngakho umqondo wakho yikuba nxa nje singabona ubudlelwano bethu ngakho lingayikweyama phezu kwenhlanganiso yeyama iCalvary uyafa kwezinye lezi izinto bona futhi ngiyakholwa mangikhulume lokhu lapho kusasengqondweni yami ngiyakholwa ukuthi inhlanganiso yenze ingxenye enhle ngoba kulezikhathi eziningi bazalwane ezimbi njengesingakuzonda ukukucabanga kube lezinto ezavukayo phakathi kwethu lezinto ezinjengalezo ebekuyimfundiso yamanga futhi abantu bayathatha nje lezo mfundiso zamanga futhi bahlakazele abantu loba ngaphi futhi iqembu labazalwane liyahlangana ndawonye lelo engilokho engikuthoyo kuphuma phandle njengalokho abakwenza ensukwini zakuqala lenhlobo zonke zezinto futhi silakho konke khona-ke lamuhla bona lokhu nje kuhamba futhi abantu abangaziletha ndawonye umfanekiso weqiniso wePentecost ngokubona kwami lapho kusiza enhlanganisweni libandla umfowethu Petrus ibandla lePhiladelphia khonale eSweden manje kabala ndaba ukuthi luhlobo bani lwemfundiso olalo ingqeku usembhalweni nga ufuna ukukubona ngalindlela leyo ndlela kumbe loba yini ingqeku uphela ulo budlelwano futhi uphila impilo ehlanzekileyo lengcwele nanko-ke lokho kuhle futhi nxa ufuna ukuthi ujesu uyabuya ngebhiza elimhlophe futhi omnye wathi uyeza ngeyezi elimhlophe mkhangelele ngaleyo ndlela qhubeka nje ingqeku uphila impilo enhle ehlanzekileyo futhi ube lobudlelwano yiyo indlela yikho lokho lokho awu manje yiso isizathu esisodwa bangane ukuthi ngikanye laleli qembu lamadoda osomabhizimusi ngoba ngiyazi kule zinto eziningi phakathi lapho okufanele ziqondiswe kodwa ngokuhle esilakho yebo kunjalo yebo kule zinto eziningi okufanele ngizitsho futhi lina abazalwane lapha abazalitshela angisoze ngibancenge ngilapha njengenceke kukaNkulunkulu ukukhuluma iqiniso futhi kumele ngiliphendulele kunjalo umfowethu Rose wathi yikho sikuthanda awu lokho awu asingeke kumele sihlale kanye lelizwi leli bona ngesinye isikhathi esedluleyo ngiyacabanga ngabe wawuphakathi ngangiphethe yakolwandle kumbe khona esihlengeni umnyaka odluleyo futhi babe lomhlangano futhi abanye babazalwane babezikhukhumeza kulomhlangano omkhulu lapho ababe lamadoda osomabhizimusi elizweni lonke futhi babekhuluma mayelana ngangile ndawo encinyane phansi ekhoneni ibhizimisi yami yayingekho kahle futhi ngaba lesikhathi esesabekayo futhi into yokuqala uyazi ngabuya ukuzokwamukela uKristu futhi ngilento yonke manje lokho kuhle siyakuthakazelela lokho kuhle kodwa ukuphumelela akuhlali kusitsho uKristu lokho bona futhi kumele sikukhangele lokho manje lokho kuhle bona ngi akulalutho olumelana lalokho kodwa ngalandela abazalwane lobo busuku sehla phansi ehoteleni lapho iqembu lethu elalihlala khona lomfowethu Shakarien lathi sonke futhi ngathi awu ngathi bazalwane ngizalitshela ngathi ngicabanga lina bazalwane liqembu elihlela abantu engake ngahlangana lalo empilweni yami kodwa ngathi into yakho ikuthi ngathi angisuye waloba yiphi inhlanganiso kodwa ngingwalobo budlelwano lalokho ngiyathwala ikhadi lobudlelwano kanye labo ikhadi kuphela engilitholayo ngoba kumela zonke inhlanganiso uyabona futhi yikho lokho engikuthandayo yikho lokho engikulwelayo kodwa ngathi into engikhathazayo ukuthi lina bazalwane phambi kwalawo madoda phansi lapho aphumelele ukwedlula ukuphindwe ngenkulungwane kulani futhi ke uzama ukubatshela ukuthi uKristu yimpumelelo lingazami ngitsho ukubathengisela lokho ubona ungazami ngitsho ukuzifananisa lomhlaba yekela umhlaba obuye endaweni zethu lingayi endaweni yabo bona suka endaweni yabo asisoze sicazimule kanye labo emva kwakho konke ivangeli kalicazimuli liyakhazimula iHollywood iyacazimula ivangeli liyakhazimula lo mahluko omningi phakathi kokukhazimula lokucazimula futhi ke manje futhi ngathi abazalwane bePentecostal basekuqaleni babelolutho babezama ukulususa futhi bondle abayanga lokunjengalokho futhi baphuma bengelalutho bona ukuthumayela ivangeli ukuhambisana ngathi manje sizama ukuzikhukhumeza ngalokho esilakho ngathi kungumehluko bani okuyiwo futhi omnye umfowethu oligugu omncinyane emva kwesikhatshana esilutshwane waphakama wathi kimi wathi mfowethu Branham lelo kwakungelinye lamaphutha amakhulu abantu abake balenza futhi ngathi manje khangela mfowethu ngangingazami ukuthi ngithi abantu bathengise lokho abalakho kodwa ngizama nje ukwenza umcijo kubo osomabhizimusi laba wathi lelo kwakuliphutha elikhulukazi abantu ngathi bakwenza lokho ngomoya ongcwele umoya ongcwele wabatshela ukuthi benze lokho umoya ongcwele utshela loba ngubani ukwenza loba yini wena yenza lokho akutshela ukuthi ukwenze futhi wathi awu kwakuliphutha eledlulisileyo ibandla elake lalenza ngathi ngani mfowethu futhi khona lapho phambi kwendoda engangikhuluma layo wathi ngoba masinyane nje ukupopotisana okuncinyane kusiza ebandleni lapho kwakulomehluko phakathi kwamagriki lamahebheru lokunjalo wathi abantu labo babengela ndawo yokuya kuyo babengela ngitsho ikhaya lokubuyela kilo ngathi yona kanye intando kaNkulunkulu wathi kungaba njani leyo intando kaNkulunkulu ngathi bahamba indawo zonke basabalalisa ivangeli ngoba babengela ndawo yokuhamba umoya ongcwele kawenzi maphutha awukwenzi yikho kuphela futhi njengoba bengikhuluma izolo ebusuku kumele nje ubambe uNkulunkulu futhi ubambe ilizwi lakhe futhi ubambelele khona kilo kungela ndaba lalapho elikukhokhelela khona qhubeka nje ulilandela liqhubele ihamba njengalokho kodwa ngempela ngingumsekeli walobu kudlelwano bamadoda osomabhizimisi futhi wonke umhlangano omkhulu enginxuswa khona ngihlezi ngihamba futhi ngikhulume yonke into engingayitsho hathi ukuzama nje ukwenza enye into yokutsho eza kuthokozisa omunye umuntu usibanibani kodwa sonke isikhathi lapho ngisiya emhlanganweni wami ngiyazama ukutadisha lokukhuleka lokuzila futhi ngithi Nkosi Jesu kuyini engingakutsho okungasiza labo bantu wonke umuntu uyakwazi kangisuye emthumayeli kangisizo sikhulumi ngingi loba ngubani uyakwazi lokho kangisuye emthumayeli umbiko wami ukukhulekela abagulayo lokunjengalokho kodwa kangisuye emthumayeli loba ngubani angabakwazi lokho ungizwe ngithumayela kodwa lokho engikuthoyo ngifuna ukubeka isibhakela kulokho okuza kwenza olunye ulutho hathi ukuthi akasiso yini isikhulumi esilamandla akasebenzisi yini uhlelo lwamabala akhe kahle akamangalisi na kupulupiti angikufuni lokho bebe ngingeke ngikwenze lokho uNkulunkulu kazange angibizele lokho kodwa ngizama ukufumana ulutho oluzasiza lowo muntu lalelo bandla libe libandla elingcono ukulisiza libe ngabantu abangcono ngilikhulekela manje bengingathi ngikhuluma kanje ngoba ngibone abantu abalithwane belokhu behlangana futhi khona kusina isizathu bengikhulume izinto lezi manje ikota lichayile futhi manje ngifuna ukubonga umfowethu bengimazi umfowethu Fula okwesikhathi eside ngihlezi ngimthanda ngaphansi kwenhliziyo yami futhi silezinto eziningi ezifanayo umfowethu Fula futhi ke thina ngabona umfowethu Fula manje okweminyaka eminingi futhi ngimaze ukuba ngumuntu oqotho kaNkuluNkulu futhi ngiyamthanda futhi ngilapha lokhu kusa kuzoba lobudlelwano ngilusizi ukuthi ngeqwa ebusuku bakhe lapho kusaziswa endaweni lapha kodwa kwakuyinto engangingeke ngiyinqabele futhi ngiyathokoza ukuba lapha lokhu kusa ukubona ibandla lakhe lihle ukuthi uNkulunkulu ubaphumelelise njani futhi wababusisa futhi yonke into amenzele yona ngempela ngiyakuthakazelela lokho makuthi uNkulunkulu aqhubeke ukumbosisa futhi abusise ithabhanekeli leli futhi le bhodi labaphathi amadikoni lawo wonke amalunga ebandla futhi malikhule futhi liphumelele emuseni wenkosi ngumkhuleko wami othobekileyo
Before we approach the word,
manje singakasondeli elizwini asizeni kumlobi kuqala asikhothamiseni amakhanda ethu kwesikhatshana nje ukuze sikhuleke lapho sihlezi ngesizotha manje ebukhoneni bukaNkulunkulu lamakhanda ethu lenhliziyo zikhotheme kungaba lesicelo enhlizweni yakho ukuthi enye into oyidingayo ongafuna inkosi ikuphe yona ukuthi ngingakukhumbula emkhulekweni wami lokhu kusa lapha ebandleni ungakwazisa nje ngokuphakamisa isandla sakho kugcine nje engqondweni yakho lokho okuyikho inkosi iphe ngamunye wenu lonke isicelo senu Baba, uNkulunkulu olomusa longcwele owadala izinto zonke ngoKristu Jesu okwenkazimulo yakhe siza ebukhoneni bakho lokhu kusa ngokubonga enhliziyweni yethu futhi njengoba sijayele phakathi kwezulu futhi umoya uyavunguza ezulu liyana siyakhuleka Baba osezulwini ukuthi uza kuthululela phezu kwethu izulu lasezulwini izulu likamoya Ezulu lokucina lezulu lakuqala ndawonye enhlizweni zethu lamuhla Siyakhuleka baba ukuthi uzabusisa leli ibandla silokubonga kakhulu ngalo ngomalusi walo ngebandla lalo ngokwe indawo lapho abantu abahlangana khona lophahla phezukwekhanda labo lesihlalo esihlaleka kuhle sokuhlala kuso Sibuyela emuva engqondweni yethu embalini yaleli bandla lasekuqaleni leli elasekuqaleni lesipostoli ibandla lekatolika futhi sibone ukuthi babehlala njani phezu kwezibhebhedu zamadwala kumbe enye into abangayenelisa ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu futhi ke baguqe esibuyeni futhi kuqanda ledwala lenhlabathi futhi lapho babambe izandla zabo ngasezulwini futhi bakholise ubukhona bukamoya ongcwele banike inhloso enjalo empilweni zabo baze bayengena emgodini wezilwane ngitsho lokwenza ukunyikinyeka kodwa babobotheke ebusweni babo bekhangele ngasezulwini besazi ngemizuzu emilutshwane baza kuba sebukhoneni bakhe lowo abamthandayo Oh, ukholo lwabo baba bethu lokhe lusaphila kungenani lomgodi ilangabi lenkemba vuselela phakathi kwethu onkosi ukholo olunjalo Pana kithi isibusiso esikhulu sobupostoli sikamoya ongcwele munye ngamunye lamuhla ababele izandla zabo ziphakeni uyakwazi lokho abakudingayo nkosi uyakwazi lokho obekungemuva kwaleso sandla injongobani lenhloso bani kuleyo nhliziyo wena kuphela unganika isidingo sonke nkosi futhi ngiyabakhulekela ningazi isidingo sabo kodwa nginikela umkhuleko wami njengesicelo kibo njengenceku yakho ngiyakhulekela ngokuqiniseka ilo lalo ukuthi loba yini abakucelileyo mabakwamukele babusise baba futhi manje lapho sivala okwelizwi lakho futhi sifundisa likilasi yesikolo sesonto njengalokho okwakuyikho lokhu kusa ngiyakhuleka ukuthi uzathatha lawa mazwi futhi ukhuphe konke okungakholwa kususe kubo nkosi ukuthi loba waphi amandla kaSathane azazama ukungena ngaphakathi lokho kuza kuwamisa ekukhuleni mawahambe enhliziyweni yonke futhi lapho kube izihlahla zezithelo zokulunga nkosi ukholo lulethe lokho okumisele izwi lakho ukukwenza usithi kalisoze liphenduke kimi liyize kodwa lizafeza lokho elalimiselwe khona Manje Nkosi, ngcwelisa inceku yakho. Ilizwi lakho selivele langcweliswa. Futhi ndawonye masenelise ukondla umhlambi lo umoya ongcwele asinike wona. ukusifundisa.
We ask in Jesus' name. Amen.
Siyakucela ebizweni lika Jesu. Amen. Manje kini elithanda ukubala kwezinye izikhathi malungana lombiko ngiza ngiyalicela ngalingavula ebhukwini futhi ngilombiko nje omncinyane wesikolo sesonto sengathi ebantwini lokhu kusa liyangizwa kahle yonke indawo endaweni yonke ngiphakamisele phezulu limayikrofoni ngingathi ngitshe ilizwi kancinyane masinya lapho ngifika phansi lapha ngithole umvimbano udeveli wazama ubungcono bakhe okungivalela kathana lapha kangikwazi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kuthulula sibili enye into enkulu phezu komhlangano lowo ngoba usathane wenze yonke into angayenelisa ukungisusa kathana lawo kodwa manje siza kubala kuvela kuGenesis isahluko 22 futhi lina eliza kuvula ebhayibhilini lenu kasibaleni ingxenye yalo ndawonye Genesis 22 asiqaleni kundima 9 futhi base befika endaweni uNkulunkulu ayemtshele yona futhi u-Abrahama wasesakha khona i-altari futhi wabeka kuhle inkuni esembophile u-Isaka indodana yakhe wambeka ku-altari phezu kwenkuni futhi u-Abrahama waseselula isandla sakhe wathatha ingqamu ukuze ayihlabe indodana yakhe futhi kwasekumemeza kuye ingilosi yenkosi isemazulwini futhi yathi Abrahama, Abrahama futhi wathi kangela ngilapha futhi yasisithi ungeluli isandla sakho emfaneni ungenzi lutho kuye ngoba manje ngiyazi ukuthi wena uyamesaba uNkulunkulu lokhu ungayigodlanga indodana yakho eyodwa kimi futhi u-Abrahama wasephakamisa amehlo akhe wabona futhi khangela-ke emuva kwakhe inqama ibanjiwe esixukwini ngezimpondo zayo kumbe ngezimpondo zakhe bengisitsho futhi u-Abrahama wasehamba wayithatha inqama futhi wayinikela phezu ibe ngumnikelo wokutshiswa esikhundleni sendodana yakhe futhi u-Abrahama wasesitha ibizo laleyo ndawo wathi uJehova Jire njengoba kutshiwo lalamuhla ukuthi entabeni yenkosi kuzanakekelwa futhi ingilosi yenkosi yasimemezela ku-Abrahama ngokwesibili isemazulwini futhi yathi ngizifungile itsho inkosi ngoba njengoba wenzile linto futhi ungayigodlanga indodana yakho eyakho eyodwa ukuthi qotho ngiza kubusisa lokukubusisa ngiyandise lokuyandisa inzalo yakho njengenkanyezi zamazulu la njengechebechebe elisekhunjini lolwandle le nzalo yakho izathumba isango lesitha sayo ngifuna ukuthatha leso sitho lapho okwesihloko le nzalo yakho izathumba isango lesitha sayo leso yisithembiso esimangalisayo manje sonke sijwayelane lalindaba mhlawumbe sayibala njalo njalo isikhathi ngesikhathi eka-Abrahama lokuthi uNkulunkulu wambiza njani phandle kwelizwe lakhe futhi lokuthi wayengumuntu kazana nje kungela okukhethekileyo kodwa uNkulunkulu wambiza futhi wamenzela isithembiso manje ngifuna linanzelele ukuthi lesi isithembiso uNkulunkulu asenzayo ku-Abrahama sasingasikho ku-Abrahama kuphela kodwa sasikunzalo yakhe emva kwakhe manje abantu abaningi bathi oh, aluba nganginjengo-Abrahama aluba ngangilapho uNkulunkulu ayikhulume lami futhi wangipha isiqiniseko njengalokho akwenza u-Abrahama khona-ke ngangizakuba lokholo sibili mfowethu Branham aluba nje ngingabe aluba uNkulunkulu wayekhulume lami njengalokho akwenza u-Abrahama kodwa ulesithembiso esifanayo leso u-Abrahama ayelaso lokho ikuba nga uyinzalo ka-Abrahama khona-ke uthi kodwa mfowethu Branham ngingowezizwe angingeke ngibe le nzalo ka-Abrahama inzalo ka-Abrahama yayingayisiyo inzalo yemvelo kwakuyinzalo kamoya ngoba ukusokwa kwalokho kwakungasilutho isithembiso wamupha lokumupha kungakabi lokusokwa kodwa saphiwa kuye ngaphambi kokusokwa futhi kwakungayisikho ngoba wayesokiwe futhi esesivumelwaneni loNkulunkulu ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi umbhalo wathi ukuthi lapho sesifile kuKristu siba inzalo ka-Abrahama upauli ukhuluma ngakho futhi lokho okungumjuda akusikho mjuda ngaphandle kodwa umjuda ngaphakathi ngakho-ke nxa uzelwe ngomoya kankulunkulu inzalo ka-abrahama futhi liyizindlalifa lo-abrahama ngokwesithembiso bona ngakho-ke sonke isithembiso unkulunkulu asinika u-abrahama ngesakho ngoba ngokukamoya uyinzalo ka-abrahama futhi ungumjuda ukwedlula ongaba yikho nxa wawuzelwe egazini lesijuda futhi-ke ube ngumjuda oqotho kulelo bandla lolandula lumoya ongcwele oligugu lenkosi ujesu kristu ubona ungumjuda okwedlulisileyo ngoba ungumjuda ozelwe ngesithembiso esivela ezulwini leso unkulunkulu asinika u-abrahama lo-abrahama wasamukela ngokholo futhi yikho lokho okwamenza waba yilokho ayeyikho phezu kwakho konke umjuda nje ikwehlukaniswa lokuchaphela ngaphetheya amahebheru lokunjengalokho manje kodwa lapho usuzehlukanisile ezintweni zomhlaba wachapha lowo mzila ukwehlukanisa futhi uyisihambi elizweni labafokazi ilizwe njengokuthi wawungekho phakathi kwalo ekuqaleni kanye labantu owawungakaze ohlanganyelani labo ekuqaleni khona-ke ubususiba ngumjuda kamoya ngoba indlela yinye u-abrahama ngokholo wasuka elizweni lakhe wachiya abantu bakhe waya elizweni elingaziwayo labantu abangaziwayo uthiye abantu bakho wachiya umhlaba ngemuva wachiya ohlanganyelana labo ngemuva wachapha ngegazi likajesu kristu futhi laba izihambi lidinga idolobho umakhi lomenzi walo ngunkulunkulu njengalokho u-abrahama ayeyikho izihambi kanye laye lihlala ematenteni emabandleni izakhamizi zombuso wezulu indlalifa zezinto zonke ngojesu kristu bona sesichaphile sahlukanisiwe manje u-abrahama isithembiso senziwe ku-abrahama lenzalo yakhe emva kwakhe manje unkulunkulu wanika isithembiso lesi ku-abrahama senzalo yakhe bazathumba isango lesitha sakhe emva kokuba evivinye u-abrahama wahlola u-abrahama manje emva kokuvivinya sekuzile khona-ke u-abrahama wayesevele esephendukile singakubiza kusuka kusihedeni kusiya kunkulunkulu futhi-ke unkulunkulu wayemnikile njengesibonakaliso sikamoya ongcwele ukusoka khona-ke emva kokusokwa khona-ke kwasekusiza isikhathi sokuvivinywa umfanekiso omuhle sibili lapha owebandla ukuthi emva kokuba sesisindisiwe khona-ke siyanikwa uphawu lokusoka okuthenjisiweyo okungayisikho okwenyama kodwa okukamoya futhi umoya ongcwele yikusokwa kwethu kuyingqamu kankulunkulu ebukhali iyehlukanisa lokusika inyama edlulisileyo yomhlaba isuke kithi ilizwi likankulunkulu libukhali kule nkemba esikanqazombili ngakho uyabona kuyabuyela khona ngemuva njalo ilizwi likankulunkulu yiyo into umoya ongcwele ayisebenzisayo athi isivumokholo athi inhlanganiso zamasonto kodwa ilizwi yilokho okusehlukanisayo ezintweni zomhlaba uyaqumela khatshana imiqondo yethu lezinto lokusinikelela ngokugcweleyo kunkulunkulu ujesu wathi nxa lihlala kimi lelizwi lami kini nanko-ke khona-ke akusilwa ilizwi lakho kulilizwi lakhe ngakho uyabona nxa lihlala kimi lelizwi lami kini lingacela elikufunayo aha bona lokho eliyikho kawukhulumi ilizwi lakho uqobo ukhuluma ilizwi lakhe ngakho-ke umoya ongcwele nguye othatha ilizwi likankulunkulu futhi asehlukanise kulezi izinto zomhlaba bona ukusoka ukuquma khona-ke ubusudlula esikhathini sokuvivinywa manje u-abrahama ngemva kokuba esebiziwe ilizwe lamakhaladiya idolobho lase-uri waba isihambi umfokazi futhi-ke unkulunkulu wambiza emva kokuba esefakazelwe ukuthi wayeza kuqhubeka futhi athathe unkulunkulu elizwini lakhe khona-ke lokho unkulunkulu akwenzayo leso sikhathi kwakuyikumnika isibonakaliso ukuthi wayemamukele futhi wamsoka futhi wasoka u-ishimayeli lendlu yakhe yonke futhi manje uyabona lapho ubizelwa phandle kuqala uyedlula ekuvivinyweni ukubona nxa uza kuqhubeka sibili futhi-ke unkulunkulu ukunika umoya ongcwele Oyisibonakaliso ukuthi wamukele ukholo lwakho olutsho ukuba ulalo kuye. Liyangilandela manje. Yena uza kukwamukela. Manje ngangikhuluma ku kungabe kukhona abazalwane abaligugu bebaptisti abahlezi lapha. Futhi wonke umuntu uyakwazi ukuthi ngaphuma ebandleni lebaptisti. Ngangikhuluma lomfowethu webaptisti. Futhi wathi kimi, mfowethu Branham, wayengudokotela wezenkolo, indoda elungileyo, umKristu oqotho. Wathi, kodwa mfowethu Branham, kungaphi lapho othola khona lolo bhaphathizo lukamoya ongcwele lusiba ngenye into ehlukeneyo kulokholo kuKristu Jesu? Ngathi, kwahlukile mfowethu oligugu. Wathi, awucabangi yini ukuthi lapho usamukela uKristu, wamukela umoya ongcwele? Ngathi kuqondile. Kodwa ngathi uyabona uyazitsho kuphela ukuthi usuwamukele uKristu aze akunanzelele. Wathi mfowethu Branham, uAbrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kulunga. Ngathi yebo. Kodwa uNkulunkulu wamnika isibonakaliso ukuthi wayemukele ukholo lwakhe. Lapho emnika uPawu lokusoka. Ukuthi wayenanzelele ukholo lwakhe. Amen. Manje, lapho sisemukela uKristu njengomsindisi wethu. Konake, nga siqinisekile kulokho. Konake, uNkulunkulu usinika isibonakaliso. Ukuthi wemukele ukholo lwethu kuKristu. Ngokusinika uPawu lokusoka. Okungumoya ongcwele. Yilo uPawu lokusoka. Lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elibekwe uPawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Hathi kuze kube ngumhlangano olandelayo. Kodwa kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Kunjalo. Efesu 4:30. Manje iyo indlela esamukela ngayo umoya ongcwele. Manje nxa usithi oh ngilikholwa futhi uNkulunkulu akaze akunike umoya ongcwele lakhathesi akakaze akunanzelele khona. Uyavuma nje ukuthi uyakholwa. Kodwa lapho konke okuthandabuza kangitsho ukuthi kawusilo kholwa manje. Ngengxenye ethile ulikholwa. Kodwa lapho uNkulunkulu esethole isisa, wathola isisa kuye bengisitsho. Futhi uyakunanzelela ukuba ngumntwana wakhe. Futhi uyayazi inhliziyo yakho. Futhi uyabona ukuqiniseka kwakho. Uyazi izinto zonke zezikunyelwe khashana lawe. Kona ke uyakubeka uPawu embusweni kaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Efakaza emhlabeni ukuthi wamukele lolo kholo otsho ukuba ulalo kuye. Ngiyakuthola manje na. Manje, masinyazana ngemuva kwalokho kuyabuya isilingo. Yonke indodana ezayo kuNkulunkulu kumele ilayo kuqala ivivinywe. UJesu, masinya lapho esemukela ukugcwala kukamoya emfuleni, lapho uJohane embhaphathiza, khonapho uDeveli wamusa enkangala, ukudlula esikhathini sokulingwa. Kodwa lapho ethatha ilizwi likaNkulunkulu futhi wanqoba uDeveli, kulotshiwe, kulotshiwe, waphenduka leso sikhathi, elungiselele inkonzo yakhe. Futhi yiyo indlela uNkulunkulu ayenza u-Abrahama. Manje uNkulunkulu emva kokumbiza phandle kwelizwe lakhe, futhi wazehlukanisa elizweni lakhe, abantu bakhe. Futhi ke uNkulunkulu wamupha uPawu lokusoka, khona ke wamupha indodana. Ngakho wehla wahamba phansi kuleso sivivinyo sokugcina. Khona phansi ngesikhathi kumele anikele indodana yakhe uqobo, uIsaka okomhlatshelo. Futhi wathi, ngibona ukuthi awuyigodlanga indodana yakho eyodwa, ngiyazi ukuthi uyangithanda. Wamnika leso sivivinyo. Kona ke masinyane, emva kwalokho, impi yanqotshwa ke. Wathi, futhi inzalo yakho izathumba isango lesitha sayo. Amen, ngiyakuthanda lokho. Izathumba isango lesitha sayo. Sizangena kulowo mcijo wokugcina njengemizuzu emilutshwana. Inkosi ithanda. Manje wathola lokho, uAbrahama ethembekile. Ngemva kokuba esethole uAbrahama ethembekile. Kona ke wamnika isithembiso sokuthumba isango lesitha. Manje lapho izikhathi eziningi lapho iningi lethu amaPentecostal isenze iphutha futhi sacabanga umoya ongcwele uthululwe phezu kwami dumo kuNkulunkulu yikho kuphela kumele ngibe lakho. Hathi mnumzana usaqala nje wena akukabi yikho ke ikuhlolo kwakho lokuvivinywa kwakho. Njengoba sithola kuku ngale kuku kuTestamente elidala ukuhlola ukuvivinya futhi ke ukubeka indodana ukubekwa kubuntwana ukubeka indodana emva kokuba esevele waba indodana esezelwe emulini uyindodana khona ke uzavivinywa futhi ahlolwe futhi akhuliswe ngabafundisayo futhi babone ukuthi uphuma njani futhi ke uyabekwa ezikhundleni ngokulinganayo ose kubaba wakhe manje ikho lokho okuyikho lamuhla sasibele minyaka engamashumi amane okuvivinywa kwepentekosti kumbe edlulisileyo bona bevivinya ibandla ukubona lo babaza kuma kumbe hatshi ukubona lokho lina futhi bona nanko lapho engikuthola khona njalo kulokubambelela isiphambanweni laselizwini lokuqhubeka siyazifanisa lomhlaba siwela kulindlela kumbe siwela kulindlela kumbe sizifanisa emva kwalokhu njengake ngakhuluma kalukhuni ngimelana labantu kulinjayelo yalamuhla abafazi begela inwele zabo futhi amadoda ayiqhubeka lakho konke futhi nje begqoka impahla ezingelanhlonipho lezinto ngiyathola ukuchothozwa kukhulu kulokho kodwa kuyini ikuzama ukusindisa lelo bandla ikuzama ukubaletha phezulu lapha elizwini likankulunkulu kungelani lokuthi omunye umhlaba uza kuthini ngakho dlala lelizwi likankulunkulu ameni bona bona into yakho ikuthi njengalokho ebengikutsho ezolo ebusuku amapentekosti balindele umoya ovuzayo olamandla kodwa behluleka ukuzwa lelo lizwi elimunyane elinyenyezayo bona lokho kubi ukwenza lezo zinto bacabanga ingqeke kuphela umoya ovuza kulungile kodwa lokho akuzange kukhange ukulalela komprofethi umoya ovumuzayo awuzange ukhathaze umprofethi u-Elija ebhalwini imidumo elamandla lemibane lokuthuluka phansi akuzange kumkhange konke kodwa lokho okwamthintayo kwakuyilelo phimbo elincinyane elinyenyezayo eyo nto eyayikhuluma ngaphakathi ilizwi lami liqiniso makuthi ilizwi lomuntu wonke libe ngamanga futhi elami kube liqiniso yikho okwakhanga umprofethi bona futhi kuza kube kulokhu kukwenza ilizwi likankulunkulu lihlezi likhanga leyo ngqondo kamoya ngoba kuyingqondo kakristu kuwe eyazi ukuthi lelo lizwi liliqiniso futhi wedlula esikhathini sokuvivinywa ibandla lidlula esikhathini sokuvivinywa umuntu ngamunye udlula esikhathini sokuvivinywa lingakathumbi isango lesitha u-Abrahama wedlula kukho ukristu wedlula kukho emva ukristu esegcwaliswe ngumoya ongcwele lapho emfuleni wejodani wadlula esikhathini sokuvivinywa ngemva kokuba u-Abrahama esebiziwe wabekwa elizweni lakhe lapho ayemele abe yisihambi khona ke wanika ukusoka futhi unkulunkulu wahlangana laye isikhathi ngesikhathi ukanti wayemele adlule esikhathini sokuvivinywa yonke inzalo ka-Abrahama iyenza into efanayo u-Abrahama lenzalo yakhe inhlanganiso ibandla yiso isizathu sithola inhlanganiso zethu ziwela phandle kwendlela kungenxa yokuthi lapho kusizayo kuvivinyweni isivivinyo sani ilizwi likankulunkulu nanso isivivinyo ilizwi likankulunkulu liyisivivinyo siza kwenza lokho iqhuku labantu elikutshoyo kumbe siza kwenza lokho unkulunkulu athi sikwenze na lo ngumahluko nanko kusiza izinsuku zikaDwight Moody izinsuku zikaFinney uSankey uKnox uCalvin uSuperjohn labo bonke abanye babo lawo madoda akamoya izinhlanganiso zabalandela balequkula amadoda ngemuva lapho labo abaqume indlela zabo kikho omunye lamunye ekholwa lokhu lalokho futhi esengeza ukuncinyane lapha futhi ephungula ukuncinyane lapho futhi engeza ukuncinyane lapha koze kuthi ekugcineni benza inhlanganiso ngakho futhi lapho bekwenza ikholwa leqiniso uNkulunkulu ubuya khona ngalapha futhi athathe omunye omncinyane omuntu ozithobileyo ephuleleyo nto ibe yiziqephu uqondile uhlezi ekwenza uNkulunkulu kaguquki udabula nje leyo nto ibe yiziqephu abanye abantu abalomqondo kamoya bazahlala lalelo lizwi mangilitshele nginencwadi ngekhaya yelinye lamabandla amakhulu lenhlanganiso ezinkulu engcubeni yepentekostali lo mfazi owawulayo owephuke enhliziyo wangibhalela incwadi futhi wathi mfowethu Branham benginenwele ezinde lezibotshwe ibhanzi ngemuva kwekhanda lami wathi futhi indoda yami yayikuthanda futhi wathi sasuka edolobheni lapho esasile bandla elalingelikamoya sibili sisiya lapho leli bandla elikhulu ibandla lakuqala ledolobho futhi wathi lapho sifika phakathi lapho bonke odade bamapentekostali babegele inwele zabo futhi wathi bangilanda ngakho ngathi hathi hathi ngiyakholwa ibhayibhili liyakutsho lithi ukuthi singakwenzi lokho ikudumaza ukwenza lokho futhi ke wathi nje futhi baqhubeka babemhleka wathi yeyi ivili lakho lakho seliphela umoya ngemuva isipeya sakho futhi konke njengalokho futhi balanda umkami ngendlela enjalo waze wangibamba ngamandla okugela inwele zami futhi wathi bengithonisiseka kusukela lapho ukucabange ibandla lepentekostali elimele limele ilizwi likankulunkulu yikho lapho inhlanganiso yakho ekuhambisa khona kulungile bayehluleka ukuzwa lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo lelizwi elibabizela eqinisweni
Bonke balalela imimoya elamandla egumuzayo futhi lokumemeza okuningi lokudansa bezithi balamandla. Lokho kulungile, ngiyakholwa kulokho lami. Kodwa mfowethu, lapho ungadansa futhi umemeze futhi uchibilika, futhi ulandula ilizwi likaNkulunkulu, futhi uphile njengomhlaba, kulenye into engalunganga kwenye indawo. Kunjalo. Umoya kaNkulunkulu wehla phansi lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo futhi likuqondise khona kanye eCalvary. Lapho esife khona ukuthi impilo yethu ifitakele kuNkulunkulu ngoKristu futhi yabekwa uphawu ngomoya ongcwele. Khona-ke lelo lizwi kuphela liphila lapho. Khona-ke nxa lihlala kimi leli zwi lami kini, celani elikufunayo futhi kuzanikezwa kini. Nanko umahluko. Ngithemba angibonakali kini njengodlulisa amalawulo. Nxa nginjalo angazi lutho ngakho. Ngiyakholwa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liqiniso futhi kumele lihlale khona lapha. Futhi nxa lihlala lapha lizazitshengisela ngaphandle, kumele likwenze. Impilo yakho, ukwenziwa kwakho konke kuza kube kwahlukile. Ngakho lapho uNkulunkulu esipha u-Abrahama isivivinyo waphumelela amaphesenti alikhulu. Futhi wayeza, uNkulunkulu angeke anike inhlanganiso yesivivinyo ngoba iqhubene yonke. UNkulunkulu kasebenzi njalo ngenhlanganiso, akasebenzi lezizwe osendweni lwabezizwe. Wathatha abantu kwabezizwe, u-Israyeli wathatha isizwe, kodwa kwabezizwe wathatha abantu kwabezizwe ngenxa yebizo lakhe. Ngakho uyabona, akusiyo inhlanganiso, ngumuntu ngamunye amthatha kwabezizwe. Futhi lapho isivivinyo sisiza, uyabona lokho okwenzakalayo, saphuma ekulungisisweni, semukela ubhaphathizo lukamoya ongcwele engqubeni yephentekostali. Kodwa lapho kusiza esikhathini sokuvivinywa, sathola izifundo ezikhaliphileyo. Zifuna ukuba njengomhlaba, njengalokhu okwakuyikho ngensuku zikaWesley labanye babo bonke. Bayahamba esikolo, bafunda isayensi, futhi bafunda zonke ezinye inhlobo zezinto ezihamba kanye lemfundo, futhi bazama ukufunda okwengqondo. Into enkulu nje, awu, ungatsho lokhu, mabenze lokhu lalokho ngoba kuza bona, uyabuthanisa lokwakha. Injongo yakho imbi, inhloso yakho imbi. Wakhela inhlanganiso kunokwakhela eCalvary. Ungakha njani eCalvary? Ungangeni ngendlela yelizwi. Ngoba sigeziswe ngamanzi elizwi. Hlalani kimi lamazwi ami kini, khona-ke celani elikufunayo. Yikho lapho esibona ukunqotshwa kwenqubo yephentekostali, ngoba bayasuka elizwini. Ilizwi liza kukhuluma into eyodwa, bazazama ukwenza leyo nhlanganiso ingene phakathi lapho kwenye indawo. Futhi baza kuyakhatshana lalelo lizwi futhi balingenise khona phakathi le nhlanganiso. Futhi uyabona lapho osokuye khona, sekuphase kwaba njengamanye amabandla. Kodwa khona-ke siyadansa lokumemeza, futhi sakhuluma ngendimi futhi siyeqa phezulu laphansi. Konke kulungile. Inhlanganiso zabo zilungile, ngithemba ngizicacisile. Kodwa into yokuthi lelo lizwi elincinyane elinyenyezayo, lelizwi likhuluma. Yikho udlula ekuvivinyweni. UNkulunkulu uyakuvivinya njengalokho akwenza u-Abrahama. Uyavivinya inzalo ka-Abrahama emva kwakhe. Futhi manje isizathu esingathumbisa ngolesitha, isizathu okulokuningi phakathi kwethu, kungenxa yokuthi asenelisi ukumela isivivinyo. Futhi mangilitshele enye into, isivivinyo selizwi siqondile. Isizathu singela futhi singasoze sibe lakho enhlanganisweni. Ngicabanga iPentecosti inenhlanganiso enhle. Abanye bamadoda abalungileyo ngibalele abaphile ebusweni bomhlaba bangabazo zona inhlanganiso. I-Assemblies of God ngilabangane phakathi lapho, minabo omzalwane khona lapho e-Indiana. Ngiza kuba lomhlangano, ngiyakholwa khonale khona manje. Umfowethu Roy Wheat uyindoda yesiqindi sesizwe se-Indiana. Ngiyakukholwa lokho kuba indoda yelobu uNkulunkulu. Kukanti uyindoda yesiqinti se-Assemblies of God. Foursquare, minabo bangaki, uRalph Mark Pearson, labaningi balabo bafowethu abangamadoda alobu uNkulunkulu kungela lutho empilweni zabo, bangamadoda alungileyo khonale ku-oneness, lokho abakubiza khona i-oneness. Bombe manje kangicabangi bakubiza njengokuthi ibandla le-Jesus name. UJack Moore ngibiza nje oyedwa phakathi kwe ulamakhulu abo, amadoda amahle, amadoda alungileyo, amadoda alobu uNkulunkulu. Kodwa into yakho ikuthi mfowethu, yilokhu lapho ubambelela kuleyo nhlanganiso.
Vona, uNkulunkulu uthatha lezo nhlanganiso futhi zonke ziwile. Khangela kizo. Umhlaba. Unyanyela phakathi. Khangela abafazi babo, khangela amadoda abo, khangela izimo zabo. Ngingakukhombela abantu be-Assemblies of God abalamadikoni kubhodi labo, abathethe kabili kumbe kathathu, abatshumayeli beqhubeka, abafazi benenwele zabo zigeliwe, begqoka ukabhudula ukuzicomba, futhi belokhu bezitsho ukuba balomoya ongcwele, bethembela kubufakazi bokukhuluma ngendimi, kumbe ukweqa phezulu laphansi. Kumbe ukumemeza. Wayehluleka lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo lelizwi. Lelo lizwi elikuhlalisa ugxile esiphambanweni. Yikho lapho elihlala khona. Yikho singela abaprofethi abaqotho ebandleni lamuhla njengo-Agabus. Yikho ibandla lamuhla bahlonipha kanzima ukukhuluma ngendini lapho omunye umuntu ekhuluma ngoba sebezwa okwamanga okuningi futhi lokuqhubeka baze bengasazi lokho okuhle lokubi phakathi kwakho. Incazelo eziphonguba yikukhohliseka nje. Omunye ekhuluma nje olunye ulutho ngoba uzwa ekhokhelwa. Lokho kayisikho ukuchazisa. Ukuchazisa. Hathi umuntu wesima futhi akhulume ngendimi omunye oyasukuma ngemizuzu yemilutshwana futhi achazise lokho akukhulumileyo. Lapho omunye ekhuluma, omunye uyachazisa khona lapho. Ekhuluma ilizwi ngelizwi. Ukukhuluma okufanayo, yonke into ngokufanayo. Indoda ingabe iprofetha kodwa kayisikho ukuchazisa. Abanye babo loluhlobo lwephimbo lunika enye into, lokho emuva lapha kunika enye into. Futhi abanye bakhuluma amazwi alitshumi. Omunye akhulume amazwi angamatshumi amahlanu ngemuva kwakho. Ukuchazisa kutsho ukukhuluma ibala ngebala. Nxa kulilizwi likaNkulunkulu kufanele libuye ilizwi ngelizwi, umzila phezu komzila, umzila phezu komzila. Yiyo indlela ilizwi elifanele libuye ngayo. Kodwa kuyini esikubonileyo? Okwamanga okuningi. Futhi bakwenza lokho ngokusehlelweni kunokuthi bahlale lelizwi. Babeka lokho phansi lapho. Masinya lapho umuntu esenza lokho bambiza umpentekostali. Futhi uyazi kuyini okwenzakalayo? Lapho isivivinyo sisiza, isikhathi sokuvivinywa, khona-ke inzalo iyaqala, iyatshengisa ukuthi yiphi inzalo futhi yiphi engayisiyo. Manje kungelani, lalokho okwathatha indawo, Abrahama wahlala lelizwi, isithembiso. Kodwa lamuhla inhlanganiso ayikwanisi ukukwenza lokho. Futhi abanye benu bafowethu abaligugu, labo abangabalezo nhlanganiso. Ungekela ukuvumelana labo kanye, uyakwazi lapho osuhambe khona. Bangaki abenu, angitsho kulesi isakhiwo manje, kodwa bangaki abake baba lami lapho engitatishela khona, bangaki abake baba lami. Uthi mfowethu Branham, siyakwazi ukuthi lelo liqiniso, kodwa nxa singakhathalelwa phandle lapha, kuyini esizakwenza? Mfowethu, kuyini esizakwenza? Bambelela iKalvari, bambelela kuzithembiso, bambelela esiphambanweni, kungenani. Futhi khona phakathi lapho, balamanye amadoda alunge kakhulu. Bona, kodwa lokho engizama kukwenza ukuthi, lokho kufanele kwehluleke. Uhlezi kusehluleka futhi kuzahlala kusehluleka. Kodwa kuyi, loba uyehluleka kumbe hathi, lo nkulunkulu. Fina ilizwi likaNkulunkulu lesithembiso sakhe kuqala. Uza kuvivinywa ngalo. Lizasayina amaphepha ukuthi lizakwenza lokho kumbe liyenze lokho. Loba umelana lelizwi lokho uza kuwasayina. Kunjalo. Enhlizweni yakho uyakwazi ukuthi akulunganga. Ilelo phimbo elincinyane elinyenyezayo likhuluma. Lelo lizwi. Akumangalisi asenelisi ukuqhubekela phambili ngoba enye into eyenzakele. Uzehlukanisile kulelo phimbo elincinyane elinyenyezayo. Ugijime waphuma masinyane. UNkulunkulu wayekubiza. Kodwa ugijime waphuma masinyane. Ngoba imidumo yaduma, imibane yabaneka, intaba yanyikinyeka. Akuzange kunyikinye u-Elijah lo mprofethi. Wayefuna lelo lizwi kuqala. Wathi ngizahlala khona lapha. Abaningi lamuhla baqalisa inkonzo zokusilisa. Ngokwenyama ekufaniseleni, inhlobo zonke zezinto lamadlabuzane angabonakaliyo laselizwini likaNkulunkulu. Kunjalo, kuyini? Kumele sihlabele leyo ngoma. Labo abalindayo enkosini. Mangithobise ukuzigqaja kwami futhi ngibize ebizweni lakho. Mangilinde enkosi. Ngeze ngizwe lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo. Futhi lelo phimbo liza kuba liphimbo lombhalo. Liza kukhuluma khona kanye lelizwi. Amen. Kulungile. Sithola u-Abrahama. Emva kokuba esebekiwe, wabizwa. Ehlukaniswe kwabathandekayo bakhe, emulini yakhe, ekhaya lakhe. Okwesihlobo sakhe, esiya ezweni labezizwe, ngokukholwa wakwenza lokho, khona-ke, ngenxa yokuthi wakwenza, uNkulunkulu wamupha ukusoka, ukufakaza ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu, ukuthi wakholwa kuye, ngoba wayekholwa isithembiso. Kukanti wayengeke kazange akubone ngokwemvelo, kodwa watsho loba yini ephikisana lelizwi likaNkulunkulu kwakungamanga, kungela ndaba obufakazi obunganani obenzayo kulokhu kungamanga. Ngiyazonda ukutsho lokhu, kodwa kuzafanele ngikutsho. Khangela, futhi lapho uthatha abafazi, ngiza kutsho okwento eyodwa ebonakalayo. Ungabona labo abazithi balomoya ongcwele futhi bengela nhlonipho eneleyo ukuthiya inwele zabo zikhula kulenye into embi kwenye indawo. Umfazi ozagqoka isembatho esihambelana lesendoda futhi asigqoke lapho iBhayibheli lisithi kuyisinangiso kuNkulunkulu ukuba umfazi agqoke isembatho esihambelana lesendoda, futhi ke uzitsho ukuba lo moya ongcwele futhi usenza lokho. Ngakhuluma kulokho ngolunye usuku e-Ogeni, kwakulo mfazi owangibhalela incwadi enkulu wathi, mfowethu Branham, ule nkonzo emangalisayo kodwa ngeqiniso uyayona. Wathi, manje uthini ngo, wathi ngigqoka amavorosi isikhathi sonke. Wathi uthini ngokuphuma usiya esivandeni ukuyathatha okunye kwesivande futhi ugqoke isigqoko? Awucabangi ukuthi kungakhangeleka ngcono kula mavorosi ukwedlula okungaba yikho, kumbe amadangari loba yini okuyikho kulokuthi ugqoke isigqoko? Futhi wathi, khangela, ngiyakhwela phezulu ezintabeni labafana lapho besiyakwelusa inkomo. Futhi wathi, ngiyangena endaweni egcwele iminyane. Wathi, manje ugqoke isigqoko, zingangidla, ngigqoke ihovorosi, azingikhathi. Ngathi, lokho akujiyanga njengomsobho owenziwe ngethunzi lenkukhu eyabulawa indlala. Sihawu, akula ngitsho ilizwi elilodwa likaNkulunkulu ngakho, lowo ngumbono wakho. UNkulunkulu wathi, ilizwi lonke kalibe ngamanga futhi elakhe libe liqiniso. Umkami ugqoka isigqoko, uyadobha esivandeni, akalahlupho ngakho. Futhi kungenani, umfazi akalamsebenzi phakathi kwamadoda phandle lapho eselusa inkomo kungenani. Kumele abe semkulwini lapho amele abe khona, kunjalo. Bazama nje ukuthola izaba, kodwa kalikho. Ilizwi likaNkulunkulu licacile. Lo mfazi ozelwe ngomoya kaNkulunkulu uza, futhi indoda ezelwe ngomoya kaNkulunkulu ayizoze ivumele umkayo enze njengalokho. Wathini? Lo ogela inwele zakhe udumaza inhloko yakhe, futhi umkakhe inhloko yakhe, akahloniphi. Kungangcono ngithule. Kulungile. Manje bona, bona lokho kwanele. Ngiyakwazi lokho engikhuluma ngakho. Angitsho lokho ngolunya. Nxa ngisitsho lokho ngolunya, uNkulunkulu wabe lesiyawo enhlizweni yami yelesono. Mangehle phansi lapha kuleli altare ngiphenduke. Ngiyakutsho ngenxa yokuthi bangane, ngiyalithanda futhi ngizama ukulitshela lokho okuliqiniso. Futhi lelo lilizwi likaNkulunkulu, kumele sizwe lelo lizwi elincinyane likaNkulunkulu ukulinganisana lelizwi. Sidlula esikhathini sokuvivinywa. Haleluya! Likunanzelele ukuthi emva kwaleso sikhathi sokuvivinywa sibuya lokho kufundiswa kwaleyo ndodana eyazalelwa emulini yenhlanganiso yesonto. Nxa wamela ukuvivinywa futhi wahlala lesifiso sikababa, khona-ke lowo mfana wakhutshwa phandle futhi wagqokiswa isembatho. Futhi-ke kulomkhosi owenziwayo, futhi lowo mfana wabekwa-ke emulini kuleyo azalelwe kiyo. Yilo hlupho ngamaphentekosti ethu lamuhla, bayeqa nje lapha lalaphana, lenhlanganiso zethu zingabadonsa ngalindlela laleyo ndlela. Kabahlali lelizwi. Nxa ungahlala lelizwi, khona-ke uNkulunkulu ebona, nxa lihlala kimi njalo lizwi lami kini, elakhe angeke alilandule kulilizwi lakhe. Khona-ke kuzakuba lesikhathi, kwesinye isikhathi lapho ozakhutshelwa phandle futhi ubekwe eceleni futhi unikezwe enye into eqotho. Haleluya! Amandla kaNkulunkulu uSomandla. Lokho uNkulunkulu ulindele abantwana bakhe, kodwa kabazi emzileni nje lapho besiza kuleso sikhathi sokuvivinywa. Ungakwamukela na? Awu, ibandla lami liza kungikhuphela phandle. Kulungile, nanko-ke khona-ke hamba. Leyo kayisiyo nzalo ka-Abrahama. Inzalo ka-Abrahama kayiyenzi njengalokho. Inzalo ka-Abrahama, manje kangila ndaba lokho okwabuya kuphikisana lo-Abrahama. Wahlala kanye lalelo lizwi lesithembiso, wahlala nje lalo. Kungela ndaba ukuthi uSara wabuya njani, abanye babuya abehlukeneyo babuya yonke into. Wakubala sengathi kwakungenjalo. Wakhangela wakholwa ukuthi wayebona isithembiso ngoba uNkulunkulu wakuthembisa kuye, futhi lokho kwaba yikho konke okwakukhona kikho. Kwakulilizwi likaNkulunkulu lahlala khona phakathi kwakhe. Khona-ke wamnika leso sivivinyo sokucina, ngizamnika isabelo esiphindwe kabili futhi ngimvivinye. Manje usevele wathola indodana, uyabona ulalokho. Kodwa manje ngizamtshela, thatha leyo ndodana futhi uyibulale. Futhi vumela leyo ndodana lapho ebona uzayibulala leyo ndodana na. Ngizamvivinya manje. U-Abrahama iqinisekile elizwini kanjani? Lapho usamukela isithembiso, uzayimisa kanjani into? Uzakuya kanjani? Uzakuya kukhangelela kanjani ukuba nguyise wezizwe? Futhi nanko kulapha iminyaka elikhulu letshumi lanhlanu ubudala manje, u-Isaka omncinyane Kose mina kaya lichumilani. Lichumilanhlanu ubudala. Uza kuba nguyise wazizwe kanjani. Lapho le minyaka elikhulu lechumilanhlanu ubudala. Nangu umntanakho oyedwa. Futhi ubulala ubufakazi bakho bodwa lobo olabo. Amen. Ngizakwenza njani nxa ngingaphuma enhlanganisweni yami? Ngizakwenza njani nxa ngingenza lokhu? Lalelani kulelo phimbo elincinyane elinyenyezayo futhi libuye elizwini. Ilizwi. Uthi ngezwa ilizwi lingitshela lokhu nxa kuphambenele ilizwi kokungayisilo phimbo likaNkulunkulu. Iphimbo likaNkulunkulu libuya elizwini. Khona ke uAbrahama wahamba khona lapho ephinjweni futhi elithuleyo. Iphimbo elincane likaNkulunkulu. Elizwini likaNkulunkulu kumele athathe impilo yendodana yakhe uQobo. Wathi misa isandla sakho uAbrahama. Ngiyazi uyangithanda manje. Futhi labo bonke emva kwakho. Haleluya. Bonke labo ababuya emva kwakho. Labo abafuna ukuthatha ilizwi lami. Kuza kuba inzalo yakho. Futhi lapho uzathumba isango lesitha. Ngifisa ngabe ngilesikhathi ukulitshela enye into eyenzakale insuku ezintuthwana ezedluleyo. Ubona kulokho okwathatha indawo. Oh, minabo. Uzathumba isango lesitha. Inzalo yakho ngemva kwakho. Abrahama. Okubusisayo uzabusiswa, lalo okuqalekisayo uzaqalekiswa. UJesu wathi, kungcono ukuba ilitshe lokuchola lilengiswe entanyeni yakho lokugalula enzikini yolwandle. Futhi inhlanganiso lezi ezilandula lawo madoda alobu uNkulunkulu, ngoba bamele iqiniso, ilizwi lomoya lamandla kaNkulunkulu. Futhi ukuhlala lelizwi, uyabona lokho okwenzakalayo. Uyagaluliswa olwandle lokukhohlwa. Kungcono ukuthi ilitshe lokuchola lilengiswe entanyeni yakho futhi ligaluliswe enzikini yolwandle kulokuthi ukhube omncinyane walaba abagcotshiweyo. Bayini inzalo kaAbrahama ihlala lelizwi lezithembiso. Amanye amabandla ethu angena endaweni yokuthi bayalandula. Bayalandula ukusiliswa kwaphezulu. Abakufuni ebandleni labo futhi kunjalo. Inhlanganiso zethu zePentecostal azisafuni ukusiliswa kwaphezulu. Kuyini? Awuboni ukuthi udeveli usebenze njani? Ubuye ngakhona lapho. Futhi watsho ezinye izinto zamanga ngalapho njengalokho. Futhi amadoda ahlakaniphileyo nje ecabanga ukuthi bangabakamoya. Futhi khangela lokho. Futhi uthi khangela loyana, khangela loyana. Angikhangeli lokho. Nxa uyinzalo kaAbrahama uzakhangela izithembiso zikaNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu athe akwenze ngakho. Yikho lokho, inzalo kaAbrahama sikhangela izithembiso. Anginandaba ukuthi bangaki abawela kulindlela kumbe bangaki abawela kuleyana indlela. Isithembiso sisala siliqiniso. Kumele udlule phakathi kwezivivinyo lezo. Ubona, yebo. UAbrahama kuqala wavivinywa futhi ke wabekwa uphawu khonake. Wasenikwa isithembiso sokuthi inzalo yakhe izathumba isango lesitha. Ngiyakuthanda lokho. Khona ke bathumba amasango esitha sabo ngemva kokuvivinywa. Into yakho ikuthi asenelisi ukumela ukuvivinywa. Yiso isizathu enhlanganiso zethu azingeke zimele ukuvivinywa. Akusiyo ntando kaNkulunkulu. Kuyi uNkulunkulu ukubusisile. Kodwa akusiyo ntando kaNkulunkulu. Ngoba bona uleqhuku lonke labantu lapha. Kanye leqhuku lonke lemiqondo. Futhi bayadonsa ndawonye futhi baphume lokuhle abangakwenelisa. Abanye babo bathi le yindoda enkulu awungeke ulandule ilizwi layo. Awu, indlela efanayo ebandla leKatolika elihlelwa ngayo. Into efanayo phezu kweqhuku lamakholwa ahlakaniphileyo. Izihlakaniphi ziyakhangela kikho. Bakulinganise lezikhathi. Awungeke ukwenze lokho. Enye into ingamanga kodwa ilizwi likaNkulunkulu. Abrahama kazange akhangele into eyodwa kodwa isithembiso sikaNkulunkulu. Kungelani lalokho okwakuyikho wahlala lesithembiso sikaNkulunkulu. Khona-ke yiso isizathu esingatholi okuningi. Inhlanganiso ayingeke ithumbe isango lesitha. Kule ngqondo eziningi ezixubeneyo phakathi lapho. Kumele kuthathe umuntu ngamunye othumba isango lesitha. Ungakwenza, ngawufisa ukukwenza. Yebo mnumzana. Akasizameni abalutshwane okwemizuzu emilutshwane sibone nqa behlala embhalweni. Manje kwakulesikhathi phansi eBhabhiloni lapho kwakulesithombe esasimisiwe. Umfanekiso omuhle webandla leKatolika. Labo bonke abangazange bakhothamele isithombe leso babeza kutshiswa esithandweni somlilo. Manje kwakuyikuqedelana loba babeza kuhlala lapho uNkulunkulu esithi alikuwa labanye uNkulunkulu ngaphandle kwami kumbe nenze loba yisiphi isithombe saloba yini. Yikho lokho uNkulunkulu akukhulumayo. Ukutshengiselana kwabuya wonke u-Israyeli wawela khona lapho futhi lapho opondo lukhala futhi futhi kugubhu lezintambo lwakhala futhi futhi umhlanga wakhala ngani. Bonke bawela phansi phambi kwalesi sithombe. Kodwa kwakulabathathu babo abathi akulanto engenziwa. Bezwa lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo futhi bahlala emzileni lelizwi. Kuyini abakwenzayo? Bahlala lelizwi futhi emva bathi ngani ngakwenzi? Sizalipha elinye ithuba kumbe sizaliphosela esithandweni somlilo. Bathi uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula kulezo zithando somlilo. Kodwa kungenani sizahlala lelizwi. Manje mfowethu wena ke, kuyini engingakwenza mfowethu Branham? Hlala lelizwi, hlala lesithembiso. Ibandla lami lizasuka kimi. Hlala lesithembiso, kumele banyamalale. Bahambe nje, ngolunye usuku kungenani. Kodwa uNkulunkulu angeke. Hlala lesithembiso. Awu ngiyakutshela bazangikhahlela phandle, hlala lesithembiso. Ngokufanayo nje wena hlala kanye lesithembiso. Manje ungahlala lesithembiso futhi uhlale khonapho, uhlale labo ke. Dlelana lomuntu wonke, kodwa manje lapha. Manje awusoze unqobe loba ngayiphi enye indlela kodwa ngaphandle kokudlelana lomuntu wonke. Kumele ukwenze. Manje lapho bese bababa isibili kwabaziphathi khona ke hlala khatshana lakho, kunjalo. Ungangeni egumeni lesitha kodwa ingqe kuphela uzama ukuthola mfowenu. Lokho kwahlukile, bona. Manje khangela, kodwa usoze unqobe umbono wenhlanganiso. Umuntu oyedwa, hathi mnumzana, lapho balomlayo wabo abawubekileyo, sikholwa lokhu, ngqi. Nxa ungabhala imfundiso yakho, sikholwa lokhu, ikhefana. Kuzabe kwahlukile. Ungqi utsho sikholwa lokhu, futhi kumele ubuye kulokhu, futhi usayine iphepha leli, kumbe lokho yikho konke. Kodwa nxa usithi sikholwa lokhu, ikhefana, besingakufunda kuNkulunkulu, sivulekile kumoya ongcwele, khona ke uyaqhubeka mfowethu. Yebo, lokho kuzakuba kwahlukile manje. Kodwa uyabona, nxa ulakho kubhalwe ngongqi, futhi uNkulunkulu anike enye into, okunye kubuye kufakaze ukuba yilizwi lakhe, iqiniso, awungeke unyikinyeke, ngoba ngungqi, lokho kuyakuphetha khona. Yikho lapho amaLutheran afa khona, yikho lapho amaMethodist afa khona, yikho lapho amaBaptist afa khona, yikho lapho iPresbyterian afa khona, futhi yikho lapho amaPentecostal afa khona, kunjalo, kunjalo, bafa khona lapho. Khangela nje, ngoba sokuvele kubhaliwe, akulalutho ongalungezelela kukho, kumbe ususe kukho. Kukhona lapho, leyo yimfundiso yakho. AmaLutheran ayengela kwamukela ukungcweliswa, hathi mnumzana, wayesekhulumile ukuthi abalungileyo bazaphila ngokholo, hathi uMartin Luther, kodwa lelo qembu elamlandelayo. Kunjalo. Hathi uJohn Wesley, kodwa iqembu elamlandelayo, kunjalo. Hathi uCalvin, kodwa iqembu elamlandelayo. Hathi uJohn Smith, webandla leBaptist, owakhuleka kanzima ngesikhathi sebusuku wamehlo wakhe aze avaleka ngokuvuvuka esenzela ibandla lakhe. Nomkakhe ukuba amkhokelele phandle futhi wamfunza lapho ngesipunu etafuleni. Hathi yena, kodwa iqembu leli lamaBaptist elamlandelayo. Inhlanganiso eyabuya ngemva kwakhe. Hathi uAlexander Campbell, kodwa labo abamlandelayo. Hathi ingqubo yePentecostal ekuqaliseni labo ababele izinto ngokufanayo, futhi badlelana nomuntu wonke. Kodwa amaqembu abuya njalo athi, hathi siyilokhu, futhi siyilokhu, futhi lezi zindaba, futhi lokho yilokho. Bezehlukanisa, bekhangeleka bengenalo ukholo. Kunjalo, yikho lokho okwakwenzayo. Nanso into embi. Amen. Ngizwa ngikholwa lokhu kusa. Abantwana bamaHebheru ngemva kokuba sebemele isivivinyo loba babezahlalela ilizwi lesithembiso kumbe hathi babekwa esivivinyweni. Futhi kuyini abakwenzayo? Bathumba isango lesitha. Amen. Ngani? Bahlala elizwini. Hlala lelizwi, lelo lizwi likaNkulunkulu elikhuluma kuwe. Manje konke okucabangisisa kwathi, manje khangela iBhayibheli yayingasoze ibe lomehluko. Ngoba thina lapho sikhothama phambi kwalumfanekiso, sikhonza uNkulunkulu kungenani, awu, nxa singakwenza ngalindlela, sikutsho ngalindlela. Ukwenze ngendlela uNkulunkulu akutshoyo. Aluba uNkulunkulu wathi Mose, khumula izicathulo zakho Mose usemhlabathini ongcwele. Wathi, ngiyakubonga Nkosi, ngeqiniso ngiyakholwa kuwe. Ngizakhupha nje ingwane yami esikhundleni salokho okuluhlupho olukhulu ukuthi kulula isicathulo sami. Kwakungasoze kusebenze ngitsho. Wathi isicathulo, kazange athi ingwane, kunjalo. Kumele ubuye umzila ngomzila, lokho uNkulunkulu akutshoyo futhi uqondane lelizwi lakhe. Manje, ngemva kokuba sebelesivivinyo, bathumba isango lesitha somlilo, bafumana lapho besiya khona phansi ekugcineni, behlala elizwini likaNkulunkulu, bathumba isango, kunjalo. Ngemva, uDanieli, kwakulesi memezelo esaphumayo, futhi sasayinwa ngamaMede Peresiya, esasingeke siguqulwe, ukuthi uba loba ngubani, bekhuleka kuloba nguphi omunye uNkulunkulu, makaphoselwe emgodini wezilwane. Futhi uDanieli wayekwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu laliyikuthi okukhuleka kuye kuphela. Ngakho wavula nje amafasitela futhi wakhuleka kungenani. Manje akazange abuyele ekhoneni. Wavula amafasitela ekhangele ethempelini. Wayengela amahloni ngakho. Futhi kasifuni ukwenza inkolo yethu ngesonto futhi ngomvulo senze enye into. Kumbe sikholwa enhlizweni yethu into eyodwa obuye phambi komunye umuntu futhi uthi, awu kangikwazi. Yebo ngicabanga ukuthi uqondile. Woba yilokho yikho. Awusikho. Suka kuphulupithi phuma ebandleni. Unjalo ngoba ngumlando kukho kokubili. Hlala uyilokho yikho. Khuluma lokho okukholwayo. Khona ke kawula lutho lokusuka kilo. Umile nje khona kanye kokuliqiniso. Wonke umuntu uyazi imibala yakho. Amadoda angakuthakazelela noma ngubani umfazi angaba mubi njengabo bonke bephuma phandle engabe emkhulu ezimukile emncinyane ecakile elenolezi imnyama ilamehlo ansundu amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka amehlo ayimpunga elilodwa ngenye indlela lelinye ngeyinye kodwa nxa lowo mfazi ehlanzekile ikhosikazi ngakulandoda elizweni kodwa leyo engamkhuphela ingwane yakhe ulobudoda obeneleyo phakathi kwakhe kuqondile ngoba uyaveza lokho ayikho futhi amadoda ayakuthakazelela ngokunjalo uNkulunkulu uyathakazelela umuntu oza kuba yilokho ayikho khona kumbe amadoda abatsho isiKristu masibeni ngamaKristu sigcwaliswe ngumoya ongcwele ngelizwi likaNkulunkulu kungenjalo sikhohlwe ngakho kulungile ngoba ngaphandle kwalokho uba ngumzenzisi futhi uphila impilo eyahlukileyo futhi abantu bayakubona ugijimela phandle lapha emidansweni lokubhema lezinto ezinjengalezo ofuthi uzitsho ukuba ungumKristu khona ke bona ubeka ilitshe lesikhubekiswe endleleni yabanye ubona lina bafazi kwesinye isikhathi ukuthi bagela njani inwele zabo lezigogo futhi benze begqoke lezi izigogo ezindala bakhangeleka njengesoseji elihlutshuliweyo kumbe enye into futhi besiya phandle ngale esitaladeni behamba bebhoda oqwa abangaba bade okungaka bezitshila besehla phansi esitaladeni ipentecostali leyo na khona ke elinye ibandla lithi batsho ukuba balento abangelayo ubekwe uPawu futhi wamakwa ngomoya ongcwele awukho endlini yomdanso lobu busuku loku singathi ezingalweni zenye indoda engayisiyo ngakho obusuku obulandelayo futhi ngaphenduka ebandleni futhi ngidanse yonke indawo lokho akusiyo pentecostali lokho ikuzenzisa lokho ikunqola kangikutsho kangako kini kodwa liyananzelela amathephu lawa enziwa lapha ahamba emhlabeni ngakho ngithumayela sengathi kusemhlabeni wonke lapho ngisizwa uNkulunkulu esithi khuluma ulutho ngilikhulume nje ngoba kangikwazi ukuthi kuya ngaphi lokho kukuye ukunakekela lokho hlala nje lelizwi kunjalo kulungile hathi uDanieli wayengakhothameli phansi ekumemezeleni kwabo loba waphoselwa phandle kwenhlanganiso kumbe hathi wahlala khona efasiteleni futhi wahlala lelizwi likaNkulunkulu wangela enhloni ngalo kuyini okwenzakalayo bamphosela emgodini wezilwane kodwa wathumba amasango omgodi wezilwane ngani tumo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathi wakhe inzalo yakho izathumba isango lesitha loba yini isitha esiyikho kulalo isango oh zingaki izikhathi esinga khangela uMose elandela emzileni womlayo kaNkulunkulu esehla phansi esiya eGibhithe wakhangeleka sengathi yonke into yayiphambene wayelabalingiseli ababehamba laye wehla phansi lezibonakaliso ezithile ukutshengisa ukuthi wayethunyiwe waphosela phansi inyoka lokunjalo njengalokho futhi lapha kwabuya abalingiseli ngalapho baphosela okwabo phansi wayengenzani akula uNkulunkulu kazange amtshele ukuthi babeza kwenza lokho wayefuna ukuhlola uMose wayenguye lowo wavumela uJanisi loJambresi ukuphosela phansi inyoka zabo kumbe intonga zabo ngakho lapho kwakumi uMose emzileni womsebenzi waphosela phansi intonga yakhe yaphenduka yaba inyoka wathi khangela lokho Faro yikho lokho inkosi yami engitshele ukuthi ngibuye ngikwenze phambi kwakho uFaro wathi woza lapha Jambresi loJanisi baphosela intonga zabo phansi zaphenduka zaba inyoka lokho uMose akwenzayo ubuso bakhe babubomvuna hathi mnumzana wayelokhu ekholwa uNkulunkulu wayemthumile wahlala naleso sithembiso futhi kuyini okwenzakalayo yikho lapho ungaphambi kweminye imihlangano yemhlangano omkhulu ubuso bakho bungaphenduka bube bomvu kaninyane hlala lelizwi kuyini okwenzakalayo konke khona kanye leliphimpi elikhulu likaMose labuya futhi laziginya uNkulunkulu waqinisa ngemva kokuvivinywa kwakhe wathi ngifuna wena ngalesi sibonakaliso uvumele abantwana basuke bahambe ngale ngifuna ukuthi ubabuyisele ngemuva ekhaya lapho abangabakhona uNkulunkulu wabuya phansi lapha ukuzokhuluma ungithumile phansi lapha ukubakhulula ngifuna ukuthi babuyele wakuphosela lokho phansi lapho oh isivivinywa zabuya Mose kuyini ozakwenza chibilika uhambe wathi awu ngingabe ngiphambanisile hathi mnumzana uMose wamakhona apho uNkulunkulu ungithume lokhu Dumo
God says anything stay with it
uNkulunkulu angakhuluma ulutho hlala lalo Ungelandaba lalokho okuthatha indawo. Hlala lakho. Ngabe kukhupha phandle futhi bathi asizoze sebenzelana, asizoze senze lokhu. Hlala lakho.
UMose wahlala lakho.
Kwenzakalani? Wathumba isango lesitha sakhe.
Hallelujah.
Hallelujah. Uteveli wathi, ngiza kwendlala ulwandle olufileyo phambi kwenu. Kodwa lwavuleka. Babengeke baqhubeke bebagcinile eGibhithe, wathumba isango lesitha. Ngani? Ngoba wahlala lo msebenzi awuthunywa nguNkulunkulu. Imilayo kaNkulunkulu. Wahlala lelizwi likaNkulunkulu. Futhi wathumba amasango esitha. UJoshua, emva kokuba esedlule esivivinyweni, wayephansi lapho mhlawumbe futhi wabhukutshela phetsheya kweJodani, yena loKhalebhu lezinhloli. Lapho ephenduka evela eJodani, bafika eKadesh Barnea futhi bonke babo bathi, oh, nxa singaqalisa lokho okuza kwephula izinhlanganiso zethu zibe iziqephu, asingeke nje singene phakathi. Lo moya awufi. Oh, singeke sibe lalokho. Nxa singafundisa lokho ebantwini bethu, kuyini esiza kwenza? Singathatha phose ingxenye yamadikoni ebandleni phandle, bachade kabili kathathu. Kuyini esiza kwenza? Thina ngani? Nxa satshela abafazi bethu ukuthi kwakumele babe lenwele ezinde, liyazi lokho abangakwenza, bangachiya ibandla. Futhi kuyini esingakwenza? Ngani? Singabalwa njengabesidala. UJesu wayengowesidala laye. Asingeke sikwenze lokho. Angeke sikwenze lokho. Kukhulu kakhulu kithi. Ngiyakwazi ukuthi ikholwa lisemngeleni elingena kulo amaHebheru isahluko 6 siyachasisa lokho. Lo owake wakhanyiselwa wenziwa umhlanganyeli kamoya ongcwele. Khona-ke abe sesiwa ukuzivuselela njalo. Wabuya kulowo mngele futhi wala ukuchapha. Yikho lokho. Wala ukukholwa ngokugcweleyo. Ngoba kuyini uKhalebhu akwenzayo? Kuyini uJoshua akwenzayo? Wathi siyenelisa ngokudlulisileyo ukulithatha. Ngani? Bahlala lalokho uNkulunkulu akuthembisayo. Ngani? Bathi bona abanye bathi, awu, bayizikhwaga, babiyelwe phakathi ngomduli, bayilindlela. Ngani? Sasingeke sibathinte kuloba ngayiphi indlela. UJoshua wathi, siyenelisa ngokudlulisileyo ukukwenza. Thulani nina bantu, thulani, hlalani phansi. Amen. Ngiyalitshela, ukholo lusentweni enkulukazi sibili lapho kusiza elizwini likaNkulunkulu. Ake sabi, khona-ke ukholo luloboya esifubeni, imisipha emikhulu, luthi thula. Into yonke ibalekela ekhoneni. Kunjalo lapho uNkulunkulu ekhuluma, hlalani kimi lamazwi ami kini, khulumani lokho elikufunayo. Nanko-ke, oh, ngiyakuthanda lokho. Odeveli bazathuthumela, lezoni zivuke. Ukholo kuJehova loba yini kuyanyikinyeka. Ungaba lokholo kanjani lapho usazi ukuthi awusebenzi uhamba elizwini lakhe? Lapho usazi kulezinto lapho ofanele ukuzikhuluma futhi awuzikhulumi? Kulezinto lapho ofanele ukuzifundisa futhi awuzifundisi? Kulezinto lapho ongeke uzikhulume futhi ungaba lokholo kanjani lapho usazi ukuthi usempambekweni? Nxa inhliziyo yethu ingasicali, nanko-ke. Nanko-ke, kodwa hlala lalelo lizwi. Lapho kungela lutho olulahliweyo, akula kulahlwa kulabo abakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Umoya ukhokhela ngelizwi, ngoba umoya ungaphuma kuphela elizwini, ngoba ilizwi lakhe ngumoya. Futhi kuphela umoya weqiniso kaNkulunkulu ungakhuluma kuphela ilizwi likaNkulunkulu. Oh, minabo, minabo, minabo. Hamba khatshana mhlaba, Sathane sichiye. Ungasabi ukuthi kulintaba suswa. Kukhulume. Hlala khonapho, ikhangele iwohloka. Kunjalo. Kodwa olokulahlwa lapho ungaba ngcono uzithulele. Uyawumana nje khona-ke. Kawukhulumi iqiniso, kawukhulumi izinto okumele uzikhulume. Kwelongile. Siyathola ukuthi-ke uJoshua, emva kokuba esedlule kulokho kuvivinywa, wabona ubufakazi belizwe elihle. Futhi wama lapho eKadesh Barnea, futhi wakhonona phezu kwabo bonke. Futhi wathi, siyenelisa ngokwedlulisileyo ukulithatha. Singalithatha. Wawuyini umqondo ukuchaphela phetsheya? Wawuyini umqondo kaMose? Tshengisa isibonakaliso lesi futhi ukhuphele abantwana phandle. Futhi kwakhangeleka sengathi kwehluleka, kodwa wahlala lelizwi. Futhi isango lolwandle olufileyo lwalungeke lubambe. Wadlula kilo, wathumba isango lesitha. UJoshua ekhangele isithembiso sikaNkulunkulu wathi, siyenelisa ngokwedlulisileyo ukulithatha. Kunjalo. Futhi lapho esehla phansi eJodani, kuyini akwenzayo? Wavula indlela. Amen. Yikho. Wathumba isango lesitha. Leyo Jodani yayimenqabela ekuchapheni lokuthatha leso sithembiso. Kodwa lapho efika phansi lapho, wayenzalo ka-Abrahama. Ngani? Wakholwa ilizwi likaNkulunkulu. Yiyo indlela kuphela ongaba inzalo ka-Abrahama. Ikukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Futhi-ke kuyini akwenzayo lapho esiza phansi lapho ayelungiselele ukuthatha isitha? UNkulunkulu wavula isango futhi walithumba. Walithatha, wachapha. Lapho impi yokuqala, ukulwa kwakhe kwakuqala aba lakho labo. imiduli yayimikhulu kangako babe ngenza umncintiswano wenqola phezu kwawo. Uzangena njani ukubathola? Bambalekela babuyela phakathi isitha sakwenza laso, kodwa uzathatha isango lesitha. Wathi, Nkosi, kuyini okufanele ngikwenze? Wahambahamba ngenye imini ezindla wabona indoda imile le nkemba yakhe ikwatshiwe. UJoshua wadonsa inkemba yakhe wathi, ngowethu na? Ngowesitha sethu na? Wathi, ngingukaputeni walimbi. Yenzeni! Marcha ulibhode kachumi lantathu, ukhalise upondo, uzathatha isango lesitha. Wawela phansi. Yebo mnumzana, ngani? Wayenzalo kaAbrahama eyagcina ilizwi likaNkulunkulu, wathatha isango lonke elabuya kuye. Ngeqiniso, isikhathi sesiphelile, kumele ngichiye. Khangela, wonke amaqhawe lawo aligugu. Ngile pheji eligcweleyo abhalwe phansi lapha. Kodwa wonke amaqhawe lawo aligugu, ezinto awazenzayo agcina esifa. Kodwa-ke kwasekusiza inzalo uqobo, inzalo yobukhosi ka-Abrahama, uJesu, isithembiso. U-Abrahama wayelo Isaka sibili ngokwenyama, kodwa inzalo uqobo yayingekho kulolo hlelo lwenhlanganiso. Kwakuyileso sithembiso selizwi likaNkulunkulu ukuthi uzamenza abe nguyise wezizwe, hatshi ngo-Isaka kodwa ngenzalo yobukhosi uJesu. Leyo kwakuyinzalo yobukhosi leyo ngempela, inzalo ka-Abrahama. UJesu wayengasiye emJuda njalo wayengasiye wezizwe, wayenguNkulunkulu. Bona lina makatolika lapha, busisani inhliziyo yenu, kodwa lapho likhonza uMariya njengonkulunkulukazi, luyini uhlupho ngani kungenani? UMariya wayengasilutho kodwa umfazi, uNkulunkulu wamkhetha. Wayeyisifukamelo, yikho kuphela isifukamelo, yikho lokho umfazi ayikho, kodwa ohlanganyela lenhlanyelo yendoda, kodwa ngumbuthano oxubeneyo. Kodwa kumele ngikukhulume lokhu ukuze lizwisise lokhu engikhuluma ngakho. Manje uyalalela kudokotela wakho, futhi ngingumfowenu, ngeqiniso ngakwenza. UMariya wayengelampova kuKristu, kwakungelamuzwa wokwazana kwendoda lomfazi lapho umoya ongcwele emembesa. Ngithola kancinyane. Kodwa uNkulunkulu uSomandla uMdali wadala isicucucu sesakhe segazi lempova. Nxa kwakuyimpova ivela kuMariya, khona-ke abafileyo abavuki. Dumo! Lokho nje kubuye kakutsha. Ngikubambile nje lokho. Khona-ke nxa usithi akula mehluko lokho esikwenzayo, khona-ke kungani uNkulunkulu wasitshela ukusuka ezintweni ezimbi? Kungani uNkulunkulu wavusa umzimba kaJesu nxa kungenjalo? Ngakho uyabona, kwakungeke kube nomfazi eqhumane kukho. Nxa kwakukhona, khona-ke umzimba wakhe wawenziwe ngumama wakhe uMariya, ngoba waba lodaba lokwazana kwendoda lomfazi ngokwembeswa ngomoya owambangela ukukhupha ubudoda. Futhi akuqondanga umoya ongcwele ngokukhulelwa okumsulwa. Haleluya! Lapho wadala kokubili ubudoda bendoda lomfazi. Ngabe uJesu wambiza mama? Ufumane embhalweni. Wambiza mfazi. Haleluya! Mfazi! Lokho kutsha yiso isizathu okukwenza ngendlela okukwenza ngayo. Mfazi! Khangela indodana yakho. Izigidi zamama ayilathuzane laye kulalokho ayeyikho. WayenguNkulunkulu, wayengasuye umJuda kumbe wezizwe. WayenguNkulunkulu, konke inyama lomzimba uNkulunkulu ehlala kuye. UNkulunkulu ehlala ebudodeni bomfazi, wayengeke akwenze. Lobo budoda bomfazi kwakufanele kube lento yokwenza lenyama yethu, kodwa kwakuligazi lobudoda lokho uNkulunkulu akwembesayo. Wayengakubeka phezu kwesigodo nxa wayefuna kukwenza. Yebo mnumzana, wayengakubeka loba ngaphi ayifuna khona. Kodwa wakuletha ngoba umfazi esekuweni. Lapho kwabuya indodana yemsulwa kaNkulunkulu ophilayo, edaliwe, ezelwe intombi, wonke umzimba lomphefumulo. Kungani uDavida wathi, angisoze ngibone ongcwele wami? Ovumela ongcwele wami abone ukubola, ongcwele wami abone ukubola, futhi angisoze ngitshiye umphefumulo wakhe esihogweni. UDavida wakutsho lokho. Bona, konke umphefumulo, umzimba lomoya, kwadalwa nguNkulunkulu ngaye. Umfazi wayengayisuye umama, wayengumfazi. Ngiyakholwa wayelungile, umfazi ongcwele ngempela. Wayengakaze abe yisifukamelo. UNkulunkulu wayengasoze akhethe isifukamelo esingcolileyo. INkosi ithanda ngithumayela kulokho lokhu kusuku. Kodwa wathi, isifukamelo esidala esingcolileyo, ukuletha indodana yakhe emhlabeni ngayo, wakhetha intombi engaziyindoda futhi kazange abe lokuphumisa ubudoda kumbe enye into lapho umoya ongcwele emembesa ngoba uNkulunkulu ekubeni umsulwa kwakhe indlela engelamkhawulo wadala kuye umphefumulo omzimba lo moya kaJesu Kristu kunjalo wayeyindodana kaNkulunkulu eyazalwa yintombi. Wenzani lokho kwephula isango lesitha. Haleluya! Lokhu sokusiba kuhle kimi. Khangela ngani wephula isango lesitha khona lapho ukuthi umuntu wonke ozelwe kulumhlaba ngesifiso sasemacansini. Lokho kwakungeke kungene ezulwini ngoba ukwazana kwendoda lomfazi yikho okwaqalayo ekuqaleni esivandeni se-Edeni. Kungani bazimboza? Lapho ekwenza lokho wephula leyo nto kabili khona lapho futhi wathumba isango lesitha. Ngani ethatha inzalo yobukhosi buka-Abrahama esikhathini sokuqala futhi wakuphathazela phansi inzalo yobukhosi yokholo lesithembiso athi ukukhulelwa kwamariya kodwa kukankulunkulu kwephula amasango. Lokho kuvumela umuntu edlule esangweni. Dumo kunkulunkulu. Kuyini akwenzayo? Khona-ke wathatha amasango wonke esitha, wathatha isango lomkhuhlane. Omkhuhlane wawungeke ube khona ebukhoneni bakhe. Hathi mnumzana, noba yikuphi okunye okukhona ebukhoneni bakhe. Udwendwe lomngcwabo lwalungeke lume ebukhoneni bakhe. Hathi, kuyini akwenzayo? UJoshua wafa, uMose wafa, bonke babo bafa, kodwa hathi linzalo yobukhosi. Ukufa kwakungeke kumelapho impilo eyayikhona. Lo mfazi waseniyani ephuma lo mfana wakhe wama futhi wathi, vuka ndodana. Leyo nkazana yayifile indodakazi kaJayirosi wakhuluma ilizwi ngemuva le emhlabeni ongaziwayo phandle lapho futhi wathi, ndodakazi vuka! ULazaro wayefile insuku ezine, lo mzimba wakhe ubolile, lo mphefumulo wakhe khatshana lawo. Okwensuku ezine wathi, Lazaro, phuma! Dumo! Nango elapho kuyini akwenzayo wephula impawu zakho konke. Haleluya! Lapho efanele afe ngaleso sikhathi wayengeke abambe leyo mpilo, wayengasoze afe kodwa kwakumele anikeze leyo mpilo futhi lapho enikeza leyo mpilo wafa ukufa futhi umphefumulo wakhe oligugu njengebhayibhili lacho wehlela phansi esihogweni ukuthatha indawo yami lendawo yakho. Inzalo yobukhosi ka-Abrahama ini? Wayeyinzalo yobukhosi. Oh! Dumo! Manje zinzalo yobukhosi ini? Ehlala lelizwi khona kanye lokho wayeyikho ngoba ekuqaleni kwakulilizwi futhi ilizwi lalilo uNkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama lahlala phakathi kwethu. Awuboni lapho inzalo yobukhosi elele khona? Inzalo yobukhosi yileyo ehlala lelizwi. Lina elibuthakathaka, lina elifisa ukuyekethisa kanye lodeveli la mafeshini omhlaba, akangikhulumikini lapha phandle le lina abachumayeli elikwaziyo ukuthi liyachumayela ukuthi insuku zezimangaliso sezadlula. Uyachumayela ukuthi akulanto enjengobhabhathizo lukamoya ongcwele. Ihlazo kuwe futhi uzibize inzalo ka-Abrahama. Inzalo yobukhosi ihlala lelizwi. Inzalo yobukhosi hathi ezelwe ngumuntu. Akulani lokwenza le ndoda kumbe umfazi. Umfazi ulibandla, akulalutho lokwenza le bandla. UMaria wayengelani lokwenza lenzalo futhi le bandla okuthiwa inhlanganiso alila okokwenza lenzalo. Lizelwe ngani? Hathi ngenhlanganiso, hathi Methodist, Baptist, Presbyterian, iKatolika, iLutheran lokunjalo. Kodwa ezelwe ngenzalo yobukhosi yezithembiso zikaNkulunkulu. Yiyo ethatha isango lesitha. Selivele lathathwa ngenxa yakhe. Ngoba uba lihlala kini, lelizwi lami kini, celani elikufunayo, liza kukwenzelwa. Nanko-ke, isithembiso sokuvele kwenziwa. Umphefumulo wakhe oligugu wehlela esihogweni lapho okwakumele ngihambe khona. Kodwa ngalolo suku lwesithathu uSamsoni ethatha isango ledolobho emhlane wakhe wayengelani lokwenza ngakho. Wathatha amasango esihogo, amasango engcwaba lakho konke okunye. Akazange alithwalele entabeni kodwa walibhidliza. Haleluya! Wathumba isango lesitha. Imikhathi eyayigcwaliswe ngamandla kadeveli ngaphezulu ukuthi ingilosi kumbe ulutho olwalungehla phansi kwakungeke kube lokunxusela ngoba igazi lembuzi alingeke lisuse isono kodwa igazi lakhe uqobo lasusa isono futhi wanyukela phezulu. wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho. Manje umuntu wonke wenzalo ka-Abrahama ofisayo ukubhadala inhlawulo ukwehla phansi futhi aphenduke izono zabo, babhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zakho, agcwaliswe kakutsha ngomoya ongcwele futhi amisane lokuvivinywa. Futhi lapho bekhupha umhlaba kuwe, izinto esezihambile, yonke into embi, yonke into ekhangeleka imbi, njengabafazi lenwele zabo, amadoda lokuqhubeka kwabo, lamabandla lezinhlanganiso zawo, futhi umalusi lowo oza kunakekela amadikoni akhe la lazo zonke lezo nhlobo zezinto, ixuku lomhlaba lenye into ingena phakathi lapho futhi libangela umalusi ohawulayo ukumkhahlelela phandle kwebandla. Qhubeka malusi, uNkulunkulu wakubusise, hlala lelizwi, ungathathi lutho, wenyukela phezulu. Kuyini akwenzayo? Wasika isikhala, isango, okothi umkhuleko wenzalo ka-Abrahama. Ngani? Ngani? Nxa singumzimba kaKristu, nxa sifile. Sizibala sifile futhi singwatshiwe kuKristu futhi savuka laye ekuvukeni. Uyinhloko yomzimba. Lapho inhloko ekhona, umzimba ulayo. Futhi ke lokhu kusa, lapho wonke umuntu owenze lokho, uhlezi laye endaweni zasezulwini. Lenzalo yobukhosi, dumisani uNkulunkulu. Akula masango, awungeke ukhuleke kuze kube kude kangaka futhi uthi oho kulelizwi, aha, abaya kuvala khona lapho. Kodwa nxa inhliziyo zethu zingazilahli, nxa sikwazi ukuthi sihamba phakathi kwemilayo kaNkulunkulu, sibona impilo zethu zihlanziwe, siyakubona lonke ilizwi likaNkulunkulu alilayileyo, siyaligcina, khona ke amasango esitha sonke athunjiwe. Khona ke cela okufunayo, uzakwenzelwa. Uzathumba amasango esitha sakhe. Oh mfowethu, libandla bani elingaba yilo? Lapho ngiphenduka njalo ePhoenix, nga inkosi ingivumela. Ithemba lapho ngingena kuleli tabanekeli ukuthi lezi izihlalo zizabe zigcwalisiwe. Futhi sonke izihlalo kunqubo yevangeli eligcweleyo kuleli dolobho siza kube sigcwele ngabangcwele bakaNkulunkulu ophilayo. Khangeleka njengomKristu, khuluma njengomKristu, yenza njengomKristu. Lo moya kaNkulunkulu uhamba phakathi kwabo. Lapho, nxa omunye engona, umoya ongcwele, uyakubiza khona lezo sikhathi. Kuza kwenza. Ukubonile emzileni wokukhulekelwa njengaphezulu lapha kwaltari, lapho uthi, buyela emuva lapho futhi ulungise lokho lendoda yakho. Hamba utshele umkakho ukuthi ubuphumile ubusuku bakuthange lalowo mfazi ohlezi endaweni ethilethile. Nxa kungakwenza lapha, ungokuhamba elizwini. Lalele lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo uza kukwenza kuwe uyinzalo ka-Abrahama. Khona-ke akulasono. Mtshumayeli, ngeke uthande ukubona lokho ebandleni lakho. Ngena ebandleni leli futhi ukhangele phansi ngalapho osedlula ngalapha, ubone bonke amadoda labafazi belobuNkulunkulu abangcwele behlezi lapho nje bebaselwe ngamandla kaNkulunkulu. Isono sasingeke singene. Indoda iyangena futhi ihlale phansi, umoya uphakame futhi uthi, John Jones ovela kwelithilethile idolobho, indawo ethilethile, lapha ukuthola ukusiliswa emzimbeni wakhe. Bona, wenza into ethile endaweni ethile. Wenza lokhu futhi wathatha, kumele abuyisele lokhu, alungise lokhu khona-ke. UNkulunkulu uzamsilisa kuleyo mvukuzane. Itho kanje inkosi, mina bo. Nginika ibandla, nginika amadoda alitshumi, Phil. Amagugu aqotho kaNkulunkulu, inzalo yobukhosi. Abeke ndawonye lawa madoda futhi khangela lokho okuzathatha indawo. Nginika leyo encinyane indlu egcwele abantu kanjalo futhi ngiza kutshengisa ukukhanya lokho umhlaba ozagijimela kikho. Kunjalo, yikho lokho uNkulunkulu afuna sibe yikho. Ulidolobho elihlezi entabeni. Uyinzalo yobukhosi ka-Abrahama izathumba isango lesitha sayo. Umkhuhlane, kule mbangela yomkhuhlane, kule mbangela yezinto lezi. Futhi uNkulunkulu, umoya ongcwele, ulapha ukwambula leyo nto. Futhi akutshele kungani ungakutholi. Luyini uhlupho ngathi? Akudingakali ukuthi simangale, kungakwenza khona. Vele sokukwenza. Kuyini okwenzayo? Khangela lowo mprofethi kazange alalele umoya ovunguzayo. Dumo kuNkulunkulu, haleluya. Lokho kuhle, manje khumbula kangikutali lokho. Ngithemba umuntu wonke oyakuzwisisa lokho. Omunye umuntu wathi umfoti Branham kakholwa ekuthini dumo kuNkulunkulu, haleluya. Awukhangela kimi phezulu lapha manje. Ngiyakholwa ekumemezeni, ukukhuluma ngendimi, ukudansa emoyeni. Kodwa mfowethu, lapho osehluleka ukuzwa lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo lelizwi, yiyo into ekutholayo. Yo into. Uelija wayesazi yonke limvuselelo esenzakala phandle, kodwa waye akuzange kumkhange phandle kukho. Kodwa lapho esizwa lelo phimbo elincinyane elinyenyezayo likaNkulunkulu, khona-ke wakhangwa futhi wamboza ubuso bakhe waphuma. Ngani? U-Elija wayenzalo ka-Abrahama elandela ilizwi. Nxa lihlala kimi, la mazwi ami kini, khona-ke celani elikufunayo, kuza kwenziwa kini. Asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana ukuze sikhuleke.
Oh,
bandla. Kanjani lapho ngisedlula ekuchumayeleni njengalokhu ukuthi ngizwa njani? Umoya uyehla kude lami futhi ngiyakhangela emuva. Ngibona abantu abatshona phansi esikhwameni sabo futhi bathathe ukudla ebantwaneni babo ukunginika khona. Ngibona abafazi abancinyane phakathi lapha, mhlawumbe belenwele ezimfitshane. Kuyini abangakwenza? Bangenza loba yini emhlabeni kimi lokho abangakwenelisa. Indoda iphila lomfazi kanjalo, lami nje ngiquma kusiba iziqephu ngalelo lizwi. Ngilimaza. Isazela sakhe sesiwele phansi. Kukanti leyo ndoda ingahamba phandle lapha futhi ibe yisigqili futhi ngithumele okwethumi kwayo. Kunjalo. Khona-ke kungenza ngizwe ngiyangeka, kubuyele enyameni khona-ke uzwa, kuyini, kuyini engikukhulumileyo? Kangizimiselanga ukulwizisa ubuhlungu. Akusikho lokho. Kodwa mfowethu, lo dade wami othandekayo omncinyane lo mfowethu, nxa lelo bekulilizwi likaNkulunkulu, futhi lowo kungumoya wakhe, usenza lelo lizwi liphile kini, koza kuba yini osukwini lokwahlulelwa? Ngizama ukulenza lilungiselele lolo suku. Ngiyacela, ngiyacela nje thathani ilizwi lakhe. Nxa ngingachumayela ulutho olungayisilo ilizwi, isithembiso sikaNkulunkulu, khona-ke ulelungelo lokubuya kimi. Kodwa lelo ilizwi, futhi kungenxa yokuthi ngiyalithanda. Akusikho ngoba angilifuni esikepeni, kungenxa yokuthi isikepe ngasiyikulithwala indlela yonke. Uzatshayelela olunye lwalezi nsuku. Kufanele ubuye ekwahlulelweni, olecala kokuncinyane, olecala kwakho konke, futhi lapho usazi into eqondileyo ukuyenza, ilizwi likaNkulunkulu lesithembiso ukukwenza, khona-ke ungakwenzi, khona-ke uthini ngakho, uzacelwa ukupha isizathu. Kuyathiwani-ke? Lapho lumbiko lokhu kusa ukhangelana lawo phetsheya kwesikrini ngosuku lokwahlulelwa, kuyothiwani ngakho? Ucabangeni bangani? Ungafa usuku lungakedluli, sonke thina singafa, futhi into eyodwa eliqiniso, uzakufa. Ngama ngolunye usuku ngikhangele umama wami, mina ngimbambe engalweni yami. Ngabamba ubaba wami kancane ngaphambi kwalokho futhi ngimkhangele ehamba. Ngibabonile befika ekuqineni komgwaqo, ababecabanga ukuthi babeqondile sibili, bathi, mfowethu Branham, nxa ngingaphila kwesikhatshana eside kancinyane, usukuphuzile lapho-ke. Futhi khumbula, ukufa akuguqule umphefumulo, kontshintsha kuphela indawo yakho yokuhlala. Futhi nxa ubona ukuthi enye into ngaphakathi kwakho, oba ngozwisisayo manje, nxa ubona ukuthi enye into ngaphakathi kwakho ikwenza wenze ngaleyo ndlela futhi uzwe ngaleyo ndlela njengalokho ongafanelanga ukuzwe, phenduka lokhu kusa. Ungakwenza nami ngani? Woza, woba kawudingi ukuba njalo. Ungumuntu olusizi, phila inzalo yobukhosi yeqiniso uNkulunkulu ukufuna lamuhla. Ungaphakamisa isandla sakho lapho ikhanda lakho likhothemele enhliziyo, othi, mfowethu Branham, ngiphakamisa isandla sami kuNkulunkulu ngeqiniso enhliziyweni yami, yikho lokho engifuna ukuba yikho, yikho sibili lokho engifuna ukuba yikho. Ngichaphazekile phandle lapha layo yonke into, kodwa ngempela kangifuni ukuba njengalokho. Ngifuna ukuba yilokho obukhuluma ngakho lokhu kusa. Ngikhulekele, mfowethu Branham. Ngiphakamisa izandla zami kuNkulunkulu, hathi kuwe, mfowethu Branham, kodwa kuNkulunkulu. Futhi enhliziyweni yami, uyayazi inhliziyo yami, ngilangazelela ukuba luhlobo lomKristu okhuluma ngalo, inzalo yobukhosi ka-Abrahama ngoJesu Kristu. Phakamisa isandla sakho manje futhi uthi, ngiza ngikhulekele, mfowethu Branham. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Ngeqiniso oza kwenzela khona. Baba wethu osezulwini, ekukhanyeni kwelizwi lakho, emandleni okuvuka kwakho, futhi ngiyananzelela Nkosi ukuthi abantu abahawulayo izikhathi eziningi bayaphiceka phandle lapha ngokwahlukana. Abantu abakwazi ukuthi benzeni, omunye esiza ekhuluma enye into futhi omunye esiza ekhuluma okunye. Futhi lapha e-Phoenix leli dolobho elikhulu lezivakatshi, lapho yonke into evela phandle kwelizwe ingena kilo, konke ngokwenyama lokukamoya. Ngimile entabeni ngolunye usuku futhi ngicabanga ukuthi kukangaki ibizo likaNkulunkulu lisetshenziswa ngeze ngosuku phansi lapha. Ubungaki ubufebe obenziwayo, isono, esinganani, lengcekeza esitaladeni lapha, lamabhawa, labahlala besemabhawa lakho konke. Abaningi babo bezitsho ukuba ngamakholwa amaKristu. Abafazi besehla phansi esitaladeni belomhlanga wegwayi esandleni sabo, behamba begqoke impahla ezingela kuziphatha. Lapho wathi kuyanuka phambi kwakho kuyisinengiso njengendala engcolileyo, engcolileyo enukayo, indawo yokuthambisela kwenye indawo. Oh Nkulunkulu, engatsho kanjani umfazi ozitsho ukuba lomoya ongcwele enze into enjalo futhi esazi ukuthi emakhaleni omsindisi lokho kunuka njengalokho okunuka? Angaba kanjani lento enjalo embusweni wakhe? Baba, aluba bebesazi kuphela bangamamayili ayizigidi kude lakho. Ngiyakhuleka Nkulunkulu, woba lesihawu. Akula ofuna ukuya kuleyo ndawo yabalahlekileyo. Akula ofuna ukuya phansi lapho, Baba. Akube kude lomunye wethu ukuhamba, kukanti phansi phakathi lapho kwenhliziyo enhle kulowo muntu, leyo ndoda, lowo mfazi, indoda kumbe umfazi ophilisana kuhle labanye, futhi emuhle, futhi elomusa, futhi nje ekhohlisiwe ngudeveli. Udeveli wenze lokho. Sathane, ngimelana lawe ngoba uyisitha senkosi yami, uyisitha selizwi lakhe, futhi ngiyakulaya wena ngoJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Njengomuntu ofayo ngisazi ukuthi angilamandla phakathi kwami, kangilamandla okukumisa, angilamandla okwenza loba wuphi wabafazi laba abazihlanze, loba wuphi wamadoda lawa abalalele kulithebhu kumbe loba ngaphi. Angila ndlela yokubenza bahlanzeke, angilamandla. Kodwa ngilegunya lelizwi likaNkulunkulu njengenceku ukulitshumayela, futhi ngibotshelwe kulelo gunya. Lepolisa leli phandle lapha alilamandla okumisa imota, kodwa ulegunya lokukwenza. Futhi Sathane, ungahle uqobotshe iziqobotsho zakho, ngoba ngiyakulaya ngoJesu Kristu ukuthi ukhulule abantu laba kuwo wonke umhlaba, loba ngaphi lumbiko ongaya khona, bakhulule. Ngiyababiza ukuthi bathengiwe, kabasengababo, bathengwe ngenhlawulo, bayinzalo yobukhosi ka-Abrahama, iNkosi uJesu. Wena ongcolileyo, ongcolileyo, umzenzisi onukayo, umkhohlisi wabantu, ubakhokhelela bephuphuthekile emigelweni yesihogo, bakhulule. Ngiyakulaya ngoNkulunkulu ophilayo, ngomhlatshelo wendodana yakhe uJesu, ukuthi ubakhulule, ukuthi imiphefumulo yabo ibaselwe ngesibusiso sakhe langobukhona bakhe, ukuthi bangathumba isango lesitha sonke. Ubenze balindela lokho kumbe okunye, kumbe ukuthintwa okungcwele, kumbe enye into. Kodwa ngithi ozalahlekelwa ekubabamba kwakho, ungama kanjani umkhuhlane kugcobo olunjengalolu? Kuphela lapho besala okukhangela ngaphetsheya esithembisweni, njengoba u-Abrahama akwenzayo, lapho ayembona ngesimo iminyaka engamakhulu khatshana esiza. Bakhulule ebizweni likaJesu Kristu, chiya abantu bahambe. Makuthi amandla kaNkulunkulu ukuzwisisa ilizwi lapho bengezwa lokhu kusa ngalo, makuthi ukuzwisisa ukugcina ilizwi likaNkulunkulu lezithembiso zakhe kweqiniso, okubamba okungeke kwephulwe nguSathane. Makuthi munye ngamunye abambe leso sithembiso esithi, lokhu yikho ngibambelele kukho, uNkulunkulu wenza isithembiso nginzalo ka-Abrahama, ngingathi ngabuza kanjani isithembiso sakhe? Futhi uqhubeke usiya ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
I love him. Been cutting this morning.
Bekuquma lokhu kusa bangani. Asikhonzeni manje kamnandi.
Salvation on that.
Kungenzeka hathi ukungahloniphi ngeqiniso hathi lokhu kungokwenkolo asiphakamiseni izandla zethu kuye esimthandayo futhi sithi manje kuwo wonke umfazi kumbe inkazana phakathi lapha lesi yisandla sami unkulunkulu uyakuthanda kuyo yonke indoda kumbe umfana phakathi lapha unkulunkulu uyakuthanda ngiyalithanda manje angeke ngifinyelele futhi ngithathe sinye lasinye sezandla zenu kodwa unkulunkulu atshengisele kini lokho engikuthoyo lapho sihlabela lokho njalo chibilika nje futhi uxhawulane izandla lomunye lokhu bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami lapho lilothando omunye komunye Alimthandi na lo muzwa omnandi kamoya ongcwele ilizwi luhlelo oluhlanzayo liyakukhuhla lekwenze isidalwa esitsha lisusela konke khatshana ilizwi libukhali kulenkemba esikanqazombili likusoka liqumela khatshana izinto zonke zomhlaba bona khona-ke sizwa sihlanzekile sikhuhliwe sisamukela futhi simkholwa yiyo indlela esingahlabela ngayo ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala futhi wabhadalela usindiso lwami Calvary lokho kuhle ngiyakuthanda njengenhliziyo yami yonke bona ngasizameni njalo wonke umuntu manje ngokuqotho ngelizwi lakho lonke manje